Futhi emva kobusuku bayizolo, sonke nje sigcwalisiwe. Ngizwe imibiko emihle lamuhla yabaningi abemukele umoya ongcwele, futhi siyajabula ngakho. Siyathokoza ukuba lomfowethu uGraham kanye lathi lobu busuku, omunye esihlanganelana laye lapha eTabanekeli, umalusi webandla lobungcwele phezulu eUtica. Futhi umfowethu uJackson ube lapha phakathi ubusuku obedluleyo. Ngiyakholwa bekuyikho, kumbe usemuva lapha embuthanweni kwenye indawo khathesi. Omunye uthe, yebo, ngiyambona umfowethu Jackson emuva phakathi kombuthano khathesi. Futhi umfowethu uRadel ngabe elapha yini lobu busuku? Lo ngomunye wethu esihlanganelanayo phandle lapha ku-62. Siyathokoza ukuba labo phakathi. Futhi lo wethu umfowethu Pat, futhi labo bonke abanye laba abazalwane, futhi phakathi kombuthano. Siyathokoza ukuba lani lonke lapha lobu busuku. Manje nxa ngingalungisisa leyo nto, ngingaletha abanye balabo bafundisi abahle phezulu lapha ukuthi bakhulume kini, ngoba ilizwi lami lichile kusukela ekubeni lesikhathi esikhulu kangako izolo ebusuku. Manje umkami uyisiqondiso sami, yazi bazalwane lokho engikhuluma ngakho. Uthe abantu abasemuva izolo ebusuku bebengangizwa ngoba bengikhulumela phakathi kwalinto. Futhi khathesi ngingakaqalisi, ngizazama enye into. Manje ngingazi nxa lokho kungcono. Kungcono yini emuva le khonale? Kumbe lokhu kungcono? Ngabe lokhu kungcono na? Manje sithandwa, leso yisikhathi esisodwa esengithole ichatha ngimelana lawe. Manje bathi lokho kungcono. Kulungile. Oh, minabo, lo umfazi, kuhle lokho, ngoba sekube yisikhathi eside selokhu ngaba lokunye, uvame ukuba eqondile. Awu, impela besilesikhathi esikhulu kulezo nkonzo ezintathu zobusuku, ngibe laso, futhi khathesi, amathephu, wonke ngaphandle kwayizolo ebusuku, ngabiza umfowethu God. Futhi ngamtshela ukuthi abuye ezothatha ithephu ukwenzela iTabanekeli. Kodwa kwenzakala ukuba ngazwisisa ukuthi uBilly Paul wathatha imota yakhe futhi esehambile. Ngakho ithephu kayithathwanga ngokwazi kwami. Ngakho siyeqile leyo. Bengithanda ukuyigcina ebandleni ukwenzela ibandla oko omunye uthi lokho esikukholwayo. Manje lobu busuku ngizakhuluma ngomhlangano omkhulu nxa ngingaqeda imibuzo ngesikhathi. Futhi-ke kusasa ekuseni yinkonzo yokusilisa, futhi sizakhulekela abagulayo. Ngakho-ke singeke siphe kumbe sihambe nje futhi sithi manje ngizakuthatha wena lawe, lokho kungeke kube kuhle. Kodwa siyapha inqumbi yamakhadi, futhi phakathi kwalawo makhadi ngibiza abalutshwana phezulu kuplatifomu. Futhi-ke nxa umoya ongcwele uqala ukwambula, khona-ke uyahamba phakathi kombuthano, futhi uthole abantu phakathi kombuthano okwenkonzo yokusilisa. Futhi-ke kusasa ekuseni ngizabe ngikhuluma inkosi ithanda inkonzo yokusilisa ingakaqalisi. Ngibona umkami ehleka, sithandwa, kawungizwa ngitsho? Oh, uyangizwa. Awu, lokho kuhle, uhlezi emuva le. Futhi nxaku engangizwa, uyanyikinya ikhanda lakhe. Wena, kangikuzwa. Ngakho-ke kusasa ebusuku inkonzo yokuvangela kanye lenkonzo yokubhabhathiza ngamanzi. Futhi-ke masinyane nje khona ngiqeda ukuchumayela, kusasa ebusuku sizavula amakhetheni futhi sibe lobhabhathizo lwamanzi lapha kusasa ebusuku. Nxa inkosi ithanda ekuseni ngifuna, kumbe kusasa ebusuku ngifuna ukukhuluma ngesifundo isibonakaliso saphiwa. Futhi-ke nxa silapha ngolwesithathu ebusuku, nxa inkosi ingangivumela ukuthi ngibe lapha ngolwesithathu ebusuku, ngifuna ukukhuluma ngesifundo. Siyibonile inkanyezi yakhe empumalanga futhi size ukuzomkhonza. Manje lokho kungasemuva kosuku lwekhisimusi. Futhi-ke masinyane ngemuva kwekhisimusi, liviki lekhefu lekhisimusi, yikho lapho esithatha khona zonke incwadi. Umfowethu uMesa labo bavame ukuziphumisa zonke phandle. futhi siyazibeka zona zonke phandle ukuthi sikhulekele lezi incwadi ukuthi sicele inkosi isikhokhele loba ngapi kudlula emhlabeni esizabe siuhamba manje bona iChristian businessmen balokukhulu okuneni ikuba seFlorida Kona manje okumhlangano wabo kusuka lapho kusiya eKingston kona ke kusiya eHaiti futhi phansi ePuerto Rico ungena eSouth America kuphenduke kudlula eMexico kodwa inkosi ikhangeleka ingikhokhela eNorway kangazi ukuthi kungani liyalazi ibhuku elincinyane elithiwa umuntu othunywe nguNkulunkulu kuliphepha elikhulu kwezenkolo eNorway ucabange lokho inkosi ekwenzileyo khonale Uthi lapho ngikhonale babengangivumeli ukubeka izandla phezulu kwabagulayo ngangikhonale okobusuku obuthathu uthi babengangivumeli ukubeka izandla phezulu kwabagulayo ngakho liyabona lokho uNkulunkulu angakwenza amaxhuku ayemakhulu kakhulu benza okokuthatha amapolisa ahamba ngamabhiza futhi basuse abantu ezitaladeni ukuze ngenelise ukufika phezulu endaweni futhi kanye bekanga izandla phezulu kwabagulayo ngaba khulekela loba kunjalo Ngaba yekela babeka izandla omunye phezulu komunye ngakho yebo sibili ngizakwenza khona ke manje kusasa ebuseni manje lobu busuku mhlawumbe sizangena nje kule imibuzo ngoba silayo emihle sibili futhi kangazi ukuthi inkosi iza kusigcina isikhathi eside okunganani kiyo futhi ke kusasa ebuseni loba uBilly Paul uJane Wombe uLeo omunye uza kube elapha ukupha amakhadi okukhulekelwa ngehola lesifica minwe mbili kuze kube ngehola lesifica minwe mbili lengcenye manje abantu baphandle kwedolobho makuthi ngikuphinde njalo futhi ukuze lingakhohlwa nga ungathanda ukubuya emzileni kungaba ngcono sibe labantu baphandle kwedolobho uba kusenzeka manje kwezinye izikhathi lapha ebandleni sifika endaweni lapho abathi aw sithola abantu baphandle kwedolobho sibalethe omunye uza kuthi aw bengingakwazi lokho okubi ngabo bangabe bekhuluma into engayisiyo khonake uthola abantu edolobheni bathi oh ungabe ububazi ngakho khonake bathi wachiyo aw ngizakulitshela kungamakhadi okukhulekelwa Awu uthini ngabo labo abangela makhadi okukhulekelwa futhi kwaba lisuku ngosuku lapho kutheni ngime emuva kwemayiki Awu ngiyakwazi ngihlezi ngithumayela isikhathi sonke ingaphakathi yomgwaqo ngakho mhlawumbe ngiza kuthatha njengalokho kungcono yini lokho Ungcono lokho kuhle ngizalitshela ukuthi kuyini imichina yethu yokukhweza amazwi emphakathini kayenzi kuhle lapha kayenzi kuhle futhi kasizami ukuba ngcono khathesi ngoba sifuna ukuthi itabhanekeli elitsha lakhiwe khona manje futhi ke kulapho esiza kuba le ndawo eningi bona nga singenelisa ukubuthana lapha futhi siqhelise indawo leyi ibe nkudlwana kancane futhi sifake ezinye indawo eziningi futhi silungele imihlangano lapho sisibalayo lapha futhi manje khumbulani ebuseni abafana oyedwa kumbe abathathu babo baza kube besipha amakhadi phakathi kwehola lesifica minwe mbili lengcenye kumbe elesifica minwe mbili lengcenye lokho kuyapha umuntu wonke ithuba lokuthi ahlaliseke futhi bengikhuluma mayelana ngokuthi bapha njani amakhadi kungani sikwenza ikulondoloza ukuhleleka bona manje aluba ngingabuya phakathi lapha njengakhathesi nje futhi ngithi akuthi lumfazi laleyo ndoda lalumfazi yabona lokho kuyabe kungazathi kunzima bona futhi ke ngali nga izikhathi eziningi ngakwenza lokho futhi ngabe ngekho abaningi kakhulu ekuseni ngiyenza into efanayo ngiyathi banga ke abantu lapha abavela phandle kwedolobho labo abalento engalunganga ngabo sukumani mfowethu meza uyeza ukungophula uzangisiza na
he's coming to his own rescue
oh uyabuya ubuya ukuzophula ngokwakhe uqobo ngikhulumele inkazana yakho lamuhla manje kungcono ube muhle kimi sibili bona kulungile Lokho kuhle ngiyasibuka isibindi leso mfowethu liyo lapho kungalunganga kasilungiseni kabuhle ngokwazi kwethu ukuthi sikulungisise njani ngobungcono bethu ngakho manje Sicela nje abantu abaphandle kwedolobha baphakamise izandla zabo labo abalento engalunganga ngabo futhi ke bame nje laphana ngizinikele emuntwini oyedwa umoya ongcwele uze uqalise futhi uthathe umbuthano wonke bangaki abake babalapha lapho bebona lokho kusenziwa phakathi lapha sibili bona bona ngakho akulandaba ukuthi kuyindlela yiphi okuyiyo bona akuyi ngifuna ukuthi likhumbule lokhu futhi ngizazama ukudlula kukho ekuseni njalo abezizwe ivangeli eliphiwe kubo ivangeli lokholo hathi imisebenzi lakancane bona futhi njengokuba ngitshilo ubusuku bayizolo lapho umoya ongcwele usehla ephentekosti lapho besiya phansi kubajuda imisebenzi 195 bababeka izandla phezu kwabo ukuze bawamukele wona futhi lapho besehla besiya kumasamariya benza okokuba babeke izandla phezu kwabo kodwa lapho besiza kwabezizwe endlini kakhoneliya lapho upetro esakhuluma la mazwi kungela kubeka izandla lapho inkazana encinyane isifile indodakazi kajayirosi umpristi wathi hoza ubeke izandla phezu kwakhe futhi uza kuphila kodwa lapho umroma wekhulu owezizwe wathi kangifanelanga ubuye ngaphansi kophahla lwami khuluma ilizwi yikho bona umfazi umsirofenika umgreki khona ayeyikho sibili lapho yena lapho ujesu wathi kuye wathi akufanelanga kini ukuthatha isinkwa sabantwana futhi ngisiphe ezinjeni wathi lokho kuliqiniso nkosi kodwa izinja ngaphansi kwetafula zidla amafufu abantwana yena wathi ngenxa yalesi sitsho udeveli usetshiye indodakazi yakho tshono izinto ezinhle khona-ke khuluma enye into enhle ngomunye umuntu khuluma ngojesu tshono enye into ethembekileyo enye into eqotho yiyo indlela yokukhupha odeveli kazange athi kazange akhulekele inkazana kazange atho into eyodwa ngaye esiliswa wathi nje ngalesi sitsho uhethi right ngolunye usuku kazange acele ulutho wayehlezi nje laphaya kodwa wakhuluma into eqondileyo eyathokozisa umoya ongcwele futhi umoya ongcwele waphendula futhi wathi bethi cela loba yini oyifunayo loba kuyini olakho futhi okufunayo bona ukuthi lokhu kuqotho kumbe hatshi cela loba yini ukusiliswa kukadadewabo omncinyane oyisilima ehlezi laphaya egogekile amadola ayizinkulungwane ezilithumi ukumgcina ekugebheni kuzo intaba phecheya le ubutsha bubuyiselwe emzimbeni wakhe okade usuwohlokile loba yini ofuna ukuyicela icele khona khathesi nxa kungabuyi futhi kukuphe khona khathesi khona-ke ngingumprofethi wamanga leyo ngenye into akusiyo na ujesu wathi wothi kulintaba futhi selezwa ngalokho okwathatha indawo leyo yinkonzo esingena kuyo sesiphezulu sibili emgaqweni khathesi masinya ukubuya kwenkosi ujesu futhi kumele sibe lokholo lokuhlwithwa ebandleni olungantshintshwa ngesikhatshana ekucwayizeni kwelihlo ukuba liphume kungenjalo kasi soze zihambe kodwa lingakhathazeki kuza kuba khona lapho futhi lapho amandla aleli ibandla ephakama azaletha abazalwane balo amandla alelo bandla ephakama azaletha abazalwane balo amandla alelo bandla azaletha abanye abazalwane khona-ke kuza kuba lokuvuka komuntu wonke futhi sikhangelele phambili kukho manje lingakhohlwa amakhadi okukhulekelwa ekuseni ngelesificaminwembili nta kuze kube ngelesificaminwembili lengxenye khona-ke ngiyababuza loba yini okwakuphakathi khona-ke bese ngisima okupha amakhadi futhi ngibuyele emuva futhi ngihlale phansi bona ngoba bazabe sebewaphile wonke mhlawumbe ngaleso sikhathi kungenani kumbe amaningi esingawahwatsha lapho kwenye indawo abafana bazaphakama bahlanganise amakhadi wonke khona phambi kwenu khona-ke nxa ufuna elilodwa kumbe loba yikuphi okunye okunjalo khona-ke lapho ngingena ngiza loba ngaphi inkosi ethi bizela khona futhi nxa ethe kungabizi lakancinyane kangikuwabiza lakancane bona loba kuyini nje okuyikho futhi inkonzo leyo isiphose ifiphale nje kungenani kulenye into enkulu kakhulu ezayo Kumbulani, kulapho isikhathi sinye ngasinye kwakhulunywa kudlulisela kuleyi iplatifomu kumbe kudlulisela kuleyi iphulupithi futhi akukaze kwehluleke lamanje. Iyakhumbula inkonzo emayelana ngesandla, khangelani lokho eyakwenzayo, imicabango yenhliziyo, bona lokho eyakwenzayo. Manje khangelani lokhu, khuluma ilizwi futhi ubone lokho elikwenzayo. Bona ngalitshela lapha iminyaka eyadlulayo, ibandla ngikhuluma lithabhanekeli iminyaka eyadlulayo, iminyaka emithathu kumbe emine edluleyo, enye into yayilungiselela ukwenzakala, ilungiselela ukuthatha indawo. Futhi nanku lapha kathesi sekubonakala khona, sekuzibumba isimo sakho. Manje silokuthokoza ngalokho, oh silokubonga okunganani, siyajabula nje kakhulu. Manje sileminye imibuzo enzima kakhulu lapha futhi sifuna ukungena khona kanye kuyo. Omunye umuntu wakhangela kulawa mabhuku wonke engani lawo, ngathi awu, umuntu ohlakaniphileyo udinga elilodwa kuphela, kodwa kangisuye muntu ohlakaniphileyo, kumele ngibe lamaningi awo ukuthi ngikhangele kuwo. Awu, leli li-Dark Lord, laleli libhayibhili futhi leyi yi-Concordance. Ngakho kuyi sizacela inkosi nje ukuthi isisize futhi siqondise ukuphendula imibuzo leyi ngokuya nje kwentando yakhe engcwele lelizwi lakhe. Ngakho manje kasikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana nje ukuze sikhulele. Nkosi, silokuthokoza kuwe okuvela ekujuleni kwenhliziyo zethu ngalokho osenzele khona kulobu busuku obuthathu obedluleyo. Oh, ukubona abafundisi behlangana emuva le ekamelweni futhi beqhawulana izandla lokholo oluvuselelweyo futhi inyathelo elitsha lokuthatha betshaya ifoni futhi inhliziyo zethu zithokoza labantu besamukela umoya ongcwele emva kokuba sebebone ilizwi lakho ukuthi likutsho njani khona kanye inyathelo ngenyathelo ukuthi bamukele njani umoya ongcwele wakho. Silokubonga kakhulu ngalokho Nkosi. Uyenza izinto zibe lula kithi ngoba singabantu abathobileyo futhi siyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzasivumela sizenze ngokwethu, sihlale singabathobileyo ngokugcweleyo ngoba yilo uhlobo oluzithobayo ozakuphakanyiswa futhi inhlakanipho yomhlaba ikuwula kuNkulunkulu. Lokho kwathokozisa uNkulunkulu ngobuwula bokuthumayela ukubasindisa labo abalahlekileyo. Futhi kathesi Baba, kukhona lapha engilakho imibuzo embalwa ebuziweyo ivela enhlizweni eziqinisekileyo eziphathekileyo. Futhi omunye wayo uphendulwe kabi, ungaphosela umuntu endleleni engayisiyo, ukuphosela ukukhanya okungayisikho embuzweni wabo obakhathazayo. Ngakho Nkosi Nkulunkulu, ngiyakhuleka ukuthi umoya ongcwele wakho uzahamba phezu kwethu futhi uzakwambula lezi zinto ngoba kulotshiwe emibhalweni, celani futhi lizakwamukela, njalo funani futhi lizafumana, qoqoda futhi uzakuvulelwa. Futhi yikho lokho esikwenzayo khathesi Nkosi, siqoqoda emnyango wakho womusa, simi ethunzini lokulunga kwakho okungcwele, siyanxusa igazi likaKristu kaNkulunkulu lokomoya ongcwele. Futhi kasibuyi lobu busuku nje ngenxa yokuthi siphumile kulobu busuku obuthathu ngokuthumayela ngomoya ongcwele, sibuya ngokuhlonipha okujulileyo lobuqotho. Siyabuya sengathi lobu yibusuku bokugcina esingaba labo emhlabeni. Sibuya sikholwa ukuthi uzaphendula imikhuleko yethu. Futhi Nkosi, siyakucela khathesi ukuthi usisuthise ngempilo yakho elaphakade futhi ekuphenduleni kwelizwi lakho makuthi umoya ongcwele. Oh Nkulunkulu, njengokuba sifumene ukuthi nguwe uqobo phakathi kwethu, siyakhuleka ukuthi uzakwembula kithi lobu busuku izinto esizifisayo futhi besifisa kuphela ukuthi imiphefumulo yethu ngabe ingaba sekuphumuleni futhi ingqondo zethu ekuthuleni
in God to walk forward to claim the blessings that he promised.
Lokuba lokholo uNkulunkulu ukuya phambili ukuthatha izibusiso lezo azithembisayo. Sicela lokho ebizweni lika Jesu. Amen. Manje ngilayo yonke imibuzo engayinikezwayo ngaphandle kohodwa, futhi ngaphendula umfowethu omncinyane uMartin owangibuza umbuzo kuthange ebusuku. Ohodwa nje bekule minengi lapha izolo ebusuku, kodwa bekuyizicelo zomkhuleko. Futhi umfowethu uMartin wangibuza umbuzo ngoJohane 3:16 kumbe uJohane 3, ngiyakholwa mayelana ngaphandle umuntu azalwe ngamanzi futhi langomoya kangeke awubone umbuso. Futhi wakufananisa lithephu engayithumela phandle ngamaHebheru. Futhi ngahlangana laye ekamelweni langemuva lapha izolo ntambama, futhi ngingakabi lethuba lokumphendula. Futhi-ke ngakwenza lapho esifundweni. Manje angabe ekhona lapha okade engekho lapha izolo ebusuku? Ngasiboneni izandla zenu abakade bengekho lapha izolo ebusuku. Oh, thina sibili besifisa ukuthi ngabe belikanye lathi ibe lesikhathi esenkazimulo umoya ongcwele. Mhlawumbe nginga okomzuzu nje akusoze kulikhubaze lokhu kubekwa kuthephu, kuthi ngalo oba kunguphi umtshumayeli okungenzeka kumbe umuntu okungenzeka ukuba engavumelani lalokho engilungiselela ukukukhuluma khathesi kumbe lasembuzweni. Ngiyacela mfowethu ukuthi kawusoze ucabange ingathi kuyamangalisa, kodwa ukuthi kumbula ukuthi ithebuleyi iyenzwa ethabhanekeleni lethu lapha. Sifundisa ebantwini bethu, abachumayeli abaningi abokholo olutshiyeneyo bahlezi lapha, futhi ngizathanda ukuba ngingene esifundweni njalo, ngoba kulabanye babantu bethu abangenelisanga ukungena phakathi izolo ebusuku engibabonayo bephakathi lobu busuku. Futhi ngizathanda ukungena lapho okwesikhatshana nje nga lingavumela phezu kwalokho engikhulume ngakho izolo ntambama. Futhi lokho bekuphezu kwePentekosti, phezu kokwamukela umoya ongcwele. Manje sibala ku emphatic diaglott lokutolikelwa ngesiGriki lapho ebengikhona izolo ntambama libekwe livulekile phambi kwami khathesi. Lokho ikutolikelwa kokuqala kusuka kusiGriki kusiya esiNgisini, kakudluli kwabanye abatoliki kuyilokunye ukutolikelwa kusuka kusiGriki ngokwaso kusiya kusiNgisi. Manje amabala esiNgisi izikhathi eziningi ale mitsho enjalo kuwo, njengalokho engingakutsho khathesi, bhodi. Thatha lelo bala bhodi, ungathi awu ubesitsho ukuthi besimbhowa, hathi ubhadale ukugada kwakhe, hathi awu kulipulanka eceleni kwendlu, awu bona kumbe loba yini yalokho. Kulamazwi amane kumbe amahlanu athiyeneyo angasetshenziswa, kufanele ubambe umutsho. Ibala bona, bona litsho ukuzwisisa ngesiNgisi. Ulwandle kutsho umzimba wamanzi, bona kutsho ukukhangela, bona. Kodwa kulokhu kutolikelwa ibala lapha elisetshenzisiweyo engikhulume ngalo izolo ebusuku ko imisebenzi isahluko 2, lapho elithi izilimi zomlilo zahlala phezu kwabo. Khathesi ngizathanda ukubuyela emuva okwesikhatshana nje, ngingathanda ukukwenza okwesikhatshana nje, futhi singathi siyakuphinda okwesikhatshana singakaqhubekeli phambili. Khathesi vulani lina kuKing James yenu kumbe loba yikuphi ukutolikelwa elibala kuvela kukho. Futhi ngifuna ukuyibala, futhi lalelisisani khathesi, lingehluleki ukuzwisisa. Abaningi lamuhla loba udadewethu, abaningi babo bafonile bathi uNkosazana Morgan, abaningi babo bebephakathi izolo ntambama, uNkosazana Morgan ngomunye wabodadewethu lo owachiywayo, futhi wayeseluhlwini lwabafileyo eLouisville okweminyaka elithumi lesithupha, ithumi lesikhombisa edluleyo ngemvukuzane. Icabanga uhleli emuva lapha njalo lobu busuku, wayengenelisi ukuzwa. Wathi, ngoba ngangiyikhulumela phakathi kwemayikrofoni futhi ngenxa yabo ngifuna ukuphinda ngibuyele kulokhu okwesikhatshana. Khathesi ngibala kulumbhalo kaImisebenzi 2. Lapho usuku lwePentekosti selugcwalisekile, bonke babengqondonye. Manje ngiyakuthanda lokho ukwedlula ndawonye, ngoba lingaba ndawonye phezu kwaloba yiluphi udaba. Kodwa lapha ingqondo zabo zazifanana ingqondonye, futhi endaweni efanayo. Futhi kungananzelelwe, kweza umdumo uvela ezulwini njengomoya olamandla uvunguza, futhi wagcwalisa indlu yonke lapho ababehlezi khona, bengaguqanga bengakhuleki kodwa ukuhlala. Inlini ezehlukanisiweyo, INLIMI, inlini ezehlukanisiweyo kutsho ukugatshaniswa. Inlini zabonakala kubo sengathi mlilo, futhi olulodwa ubunye lwahlala phezu komunye lamunye wabo. Futhi bonke bagcwaliswa, futhi ukubambanisa, bonke begcwaliswe ngumoya ongcwele, futhi baqala ukukhuluma ngezinye indimi njengoba umoya wabanika ukuphumisela. Manje kwakuhlala eJerusalema abaJuda, abantu abazinikeleyo bevela ezizweni zonke ezingaphansi kwezulu. Lapho lokhu futhi umbiko lowo usubhodisiwe, iqukuleza ndawonye futhi babedidekile, ngoba wonke umuntu wezwa ekhuluma ngolimi lwakhe. Manje nanzelela, lapho umlilo usiza kwakuzinlimi, lapho babekhuluma kwakuzindimi. Manje kulokuthiyana okukhulu phakathi kwenlimi lezindimi. Ngithi kuyafanana konke, kodwa ngesiGriki ulimi kutsho lokhu, indlebe yilokhu. Bona, lokho akutsho indimi, kutsho ingxenye yomzimba wakho lolo lulimi. Nxa lingananzelela, kutolikelwe kwathiwa inlimi zomlilo, okutsho ukuthi njengezilimi, njengelangabi lomlilo nje, ilangabi elide lomlilo. Manje khangelani isigcizelelo khathesi, futhi inye layinye yalezo ndawo khathesi lingakukhohlwa. Manje sizakupha umdlalo omncinyane lobu busuku, futhi ngizakujiyela kini. Manje khumbulani, nxa kukhona okuphambeneyo lokho sokuyini, kodwa indlela eyodwa kuphela umuntu angathola ngayo ulutho kuNkulunkulu kungokholo. Futhi ngaphambi kokuba wenze, kumele ngibe kwazi lokho engikwenzayo, ngingakabi lokholo kulokho engikwenzayo. Wathathelani umkakho? Wawulokholo kuye? Wawumvivinyile, wamkhangela, wabona lokho avela kukho ukuthi wayengubani? Yiyo indlela ngombhalo ngoNkulunkulu, yikho okwenza imibono leyi linsika yomlilo, zonke lezi izinto, ngoba uNkulunkulu wakuthembisa. UNkulunkulu watsho njalo, ngamvivinya ngelizwi lakhe, futhi ngiyakwazi ukuthi kuliqiniso. Futhi lina landelani ilizwi lakhe. Khona-ke nxa kulokudidayo okuncane kwenye indawo, khona-ke kulenye into engalunganga kwenye indawo, ngoba uNkulunkulu, lalelani, uNkulunkulu kakaze kumbe kasoze asebenze phandle kokwakhe uqobo kumbe okuphikisana lemilayo yakhe uqobo. Ubusika bungeke bubuye ehlobo, futhi ihlobo lingeke libuye ebusika. Amahlamvu angeke athintitheke ngesikhathi sentwasa, futhi abuye njalo ekwindla. Ungeke ukwenze nje. Njengoba ngitshilo izolo ebusuku ngomthombo ontshazayo uthelezela isilimo sakho, kumbe nxa umile phandle lapha phakathi kwensimu, futhi ibumnyama wobumnyama, futhi ubusithi, "Oh, getsi omkhulu, yazi usensimini, manje ngilahlekile, angikwazi lapho engiya khona. Phana ukukhanya ukuze ngibone ukuthi ngihambe njani. Kulamagetsi eneleyo ukukhanyisa insimu." Lelo liqiniso. Yebo mnumzana, kulamagetsi eneleyo ekamelweni leli ukuthi akhanyise. Kungela loba zona izibane, kungela lokho, kodwa kufanele ukulawule. Manje ungaklabalala kulokho uze ungasakwanisi ukuklabalala, futhi kakusoze kukhanyise. Kodwa nxa ungasebenza ngemithetho yamagetsi, khona-ke uzathola ukukhanya. Awu, yiyo indlela efanayo ngunkulunkulu. Unkulunkulu ungumdali omkhulu wezulu lomhlaba. Ofanayo, izolo, lamuhla, lanini nini. Ulokhu engunkulunkulu. Wodwa uzasebenza kuphela lapho ulandela imithetho yakhe lemilayezo. Bangane, ngithi lokhu, ngangikaze ngikubone kusehluleka futhi kakusoze. Manje kasinanzeleleni, uJesu kuLuka 24:49 wayethume abapostoli emva kokuba sebesindisiwe futhi bangcweliswa mayelana ngelizwi. Belungisisiwe ngokukholwa enkosini uJesu, bangcweliswa kuJohane 17:17 lapho uJesu wathi, bangcwelise baba ngeqiniso, ilizwi lakho liliqiniso. Futhi yena wayeyilizwi. Manje wabapha amandla ukusilisa abagulayo, ukuxotsha odeveni, ukuvusa abafileyo, futhi baphenduka bethokoza, futhi amabizo abo ayesebhukwini lewundli lokuphila. Ngiyakhumbula ukuthi sidlule njani kulokho manje, kodwa babengakaphenduki. UJesu watshela uPetro ubusuku bokubethelwa kwakhe, wathi, emva kokuba usuphendukile, khona-ke qinisa abazalwane bakho. Umoya ongcwele uyilokho ukholelwa ekuphileni okulaphakade, kodwa lapho umoya ongcwele usiza, uyimpilo elaphakade. Ukholelwa ekubizelwe ngumoya ekungcwelisweni, kodwa kawukazalwa ngumoya kuze kuthi umoya ongcwele ungene phakathi. Lokho kuqondile. Usane lulokuphila phakathi kwesisu sikanina, imisipha emincinyane iyanyakaza, kuyimpilo. Kodwa kuyimpilo etsheneyo lapho kuphefumula umphefumulo wempilo phakathi kwamakhala alo. Wahlukile. Lokho yikho okuyikho khona. Kuyi mfowethu othandekayo we-Methodist, le-Prickly Holiness, le-Nazareni, ubhaphathizo lukamoya ongcwele luthiyene lokungcweliswa. Ukungcweliswa yikuhlanjululwa okuyikulungiselela kwempilo, kodwa lapho umoya ongcwele usiza, kuyimpilo. Ukulungiselela yikuhlambulula isitsha, umoya ongcwele ugcwalisa isitsha. Ukungcweliswa kutsho ukuhlanzwa lokubekwa eceleni ukuze kusetshenziswe. Umoya ongcwele uyasibeka emsebenzini, uyisitsha uNkulunkulu asesihlanzile. Futhi siyakufumana ukuthi umoya ongcwele uNkulunkulu ngokwakhe phakathi kwakho. UNkulunkulu wayephezu kwenu ensikeni yomlilo loMose. UNkulunkulu wayelani kuJesu Kristu. Manje uNkulunkulu uphakathi kwenu, umoya ongcwele. Akulabo uNkulunkulu abathathu, uNkulunkulu oyedwa esebenza emahofisini amathathu. UNkulunkulu ezehlisa, esehla phansi, evela phezu komuntu. Wayengenelisi ukumbamba yena, ngoba wayewonile esivandeni sase-Ideni, futhi wazehlukanisa ebudlelwaneni bakhe. Khona-ke, kuyini okwenzakalayo? Wakufanele abe ngaphezu kwakhe. Igazi lezinkunzi lembuzi wakungamvumeli ukuthi adlelane lomuntu futhi, kodwa ngokudlulisela ngemilayo lezimiso, kufanisa ngaphambili lezi isikhathi esibuyayo esokunikela ngezinkabi lokunye okunjalo lezimvu. Khona-ke, lapho uNkulunkulu esebuye phansi futhi wahlala emzimbeni ongcwelisiweyo, ozelwe ngowesifazane oyintombi, ukuthi uNkulunkulu ngokwakhe. Uyakwazi lokho uNkulunkulu akwenzayo? Akenzanga lutho, kodwa nje wabeka ithente lakhe phakathi kwelethu. UNkulunkulu wayehlala phakathi kwethente elithiwa nguJesu Kristu. Wabeka ithente lakhe nje kanye lathi, waba ngizathumayela ngalokho ekuseni, ngakho kungcono ngibuyekele. Manje ukuthi njani uNkulunkulu ithente kumbe wahlala lathi? Futhi khathesi uNkulunkulu uphakathi kwethu. UJesu wathi kuJohane 14, kulolo suku ngizabakwazi ukuthi ngikubaba, ubaba ukimi, futhi mina ngikini, lani likimi. UNkulunkulu ephakathi kwethu yayiyini injongo ukuqhuba icebo lakhe? UNkulunkulu wayele cebo, wayefuna ukusebenza phakathi komuntu, futhi wakuletha ensikeni yomlilo eyayingumlilo oyimfihlo owawulenge phezu kwabantwana bako-Israyeli. Khona-ke lowo mlilo ofanayo wabonakaliswa emzimbeni kaJesu, futhi wathi wayeyilowo mlilo u-Abrahama engakabi khona nginguye wayeyilo mlilo wathi ngavela kuNkulunkulu futhi ngiyabuyela kuNkulunkulu futhi emva kokufa kwakhe ukungcwatshwa lokuvuka uPaul ongcwele wahlangana laye endleleni lapho ibizo lakhe lisasenguSawuli endleleni yokuya eDamaseko futhi waphendulwa njalo wabuyela kuleyo nsika yomlilo ukukhanya kwamphumputhekisa kunjalo futhi nangu lapha lamuhla insika yomlilo efanayo uNkulunkulu ofanayo esenza izibonakaliso ezifanayo imisebenzi efanayo ngani usebenza phakathi kwabantu bakhe uphakathi kwethu ngikukanye lani khathesi kodwa ngiza kuba phakathi kwenu ngiza kuba lani ngitsho laphakathi kwenu kuze kube sekupheleni ekucineni komhlaba uza kuba elathi manje nanzelelani uJesu wayebathumile ukuba bakhuphukele eJerusalema futhi balinde ilizwi linda litsho ukumelela alitsho ukukhuleka litsho ukulinda babengakabi ngabantu abafanele ukuthumayela ngoba babesazi kuphela ukuvuka kwakhe ngobuntu bakhe okokumbona ngaphandle yena wabalayezela ukuthi bengasathumayeli futhi bengenzi lutho kuze kuthi bagcwaliswe kuqala ngamandla avela phezulu kangikholwa ukuthi loba nguphi umthumayeli uthunywe nguNkulunkulu kumbe engagcotshwa ngokuqondileyo ngoba uNkulunkulu akalamkhawulo futhi lokho uNkulunkulu aqala ukukwenza uyakwenza sonke isikhathi manje nxa uNkulunkulu engabavumelanga ukuthumayela baze baye ePentecost futhi bamukele isehlakalo sePentecost akula muntu ngaphandle kwezifiso zakhe uqobo esijulileyo kumbe inhlanganiso ethile imthumile olelungelo lokungena kupulupithi kuze kuthi esegcwaliswe ngumoya ongcwele kunjalo sibili ngoba ubakhokhela ngengqondo yokuhlakanipha yeyinye inhlanganiso kuze kuthi agcwaliswe ngumoya ongcwele futhi ke ubapha ukudla kwejuba iwundlu lejuba njengoba sikhulume ngakho izolo manje nanzelela wathi yenyukelani eJerusalema futhi lihlale khona lapho lindani nje lapho ngize ngithumele isithembiso sikababa futhi ke ikuyini abakwenzayo kwakukhona abalikhulu namatshumi amabili babo amadoda labesifazana baya ekamelweni laphezulu etempelini manje kwasekusondela usuku lomkhosi wePentecost usuka ekuhlanzweni wendawo engcwele ukubulawa kwewundlu lephasika kuze kube ukubuya kwePentecost okwakuyizithelo zakuqala zesivuno ijubhili yePentecost futhi ezakhiweni manje ngike ngaba semazweni amazwe asempumalanga ayengavamanga ukuba lamasitebhisi ngaphakathi amasitebhisi ayengaphandle ngaphandle kwethempeli siyatshelwa kwakulamasitebhisi ayekhokelela phezulu ekamelweni elincinyane ngalapho ukhwela phezulu laphezulu laphezulu uze ufike phezulu ekamelweni elincinyane phezulu khonale njengekamelo lokugcinela izinto esiqongweni sethempeli olunye uhlobo lwekamelo elincinyane ikamelo laphezulu futhi iBhayibheli lathi ukuthi babephakathi lapho futhi iminyango yayivaliwe ngoba babesesaba abajuda ngoba babeza kubavuthuza ngenxa yokukhonza inkosi uJesu ngemva kokuba uKhayafasi umpristi omkhulu loPontiyasi Pilato labo bonke babembulele ngakho babeza kususa bonke ababizwa ngokuthi amaKristu futhi iminyango yayivaliwe futhi babelindele manje kulawo makamelo anjalo akula amafasitela ayeyizinto ezincinyane ezazilensimbi okusaminyango wawudonsa kuvuleke emakamelweni lawo kulezibane ezincinyane ezamafutha ezile ngaphansi futhi zivutha nxa ungabasecalifornia eclifton's cafeteria wehle phansi endlini yangaphansi futhi uza kuthola olunye uhlobo olufanayo lwendlu yaphezulu selake labakhonale bangaki lapha abake babakhonale ngibona abantu bevuma ngamakhanda abo awu iyakwazi lokho engikhuluma ngakho kulungile hambani khonale kuthi lizabona isivande saseGetsemane lingakakwenzi lizangena phakathi kwelinye lamakamelo asempumalanga lelo liqiniso sibili khonale ufumana isivande esincinane igcwele amafutha e-oliva lentambo yehulu encinyane ibekwe phakathi kwaso sivutha manje kasithini babephezulu khonale bekhwela bebhoda kuleli cele laphandle bafika phezulu khonale futhi bazifihla ngoba babesesaba abajuda ujesu kabatshelanga ukuthi baye endlini yaphezulu wathi nje lindani ejerusalema babephansi lapha endlini kunzima ukutsho okwakungathathi ndawo babe ngangena phakathi futhi bebathathe ngakho baya ekamelweni elidala elincinyane ezitezi bona phezulu le ekamelweni eliphezulu kophahla futhi lapho bavala indlu ukuze abajuda bengangeni phakathi kubo futhi bahlala lapho belindele okwensuku ezilitshumi manje sikuyimisebenzi 1 manje lalelisisani khathesi ikubambile na ngaphandle kwesakhiwo amasitebhisi amancane ayekhwela phezulu futhi baya kuleli kamelo elincinyane phansi ethempelini babesiba lomkhosi wepentekosti kwakulesikhathi esikhulu esasisenzakala manje lapho usuku lwepentekosti selufikile ngokugcweleyo bonke babengqondo yinye ngqondonye bekholwa ukuthi uNkulunkulu wayeza kuthumela leso sithembiso yeka umuntu wonke phakathi lapha angene phakathi kuleyo ngqondo efanayo lobu busuku futhi abone lokho okuthatha indawo kufanele kuphindakale kuyisithembiso nje esifanana laleso ababelaso bona babesenzani na babelandela izilayezo babelandela imithetho kaNkulunkulu lindani kuze manje babesesaba abajuda manje khumbulani lokho babesesaba abajuda manje ngokungananzelelwe weza umthumo onjengomoya olamandla ovunguzayo kwakungasimoya olamandla ovunguzayo kwakunjengomoya olamandla ovunguzayo ngizabala imibono nje emizuzwaneni emilutshwana ngomtolikeli kwakunjengomoya olamandla ovunguzayo ngamanye amazwi kwakungumoya ongaphezu wemvelo into ababengayizwa umoya wawuphakathi kwabo kweza umoya olamandla ovunguzayo njengomoya olamandla ovunguzayo umoya wawungavunguzi kodwa waduma nje njengomoya olamandla ovunguzayo njengento ihamba lake lakuzwa yini minabo njengomoya olamandla ovunguzayo manje khanyelani uthi wagcwalisa khathesi phakathi lapha wathi yonke kodwa ngesigriki yathi yonke ihlamvunkulu uwayi nke indlu yonke indawo phakathi lapho wonke umkenke ikhona futhi isifoto wakhangeleka kugcwele ngawo hatshi ukuthi tshono bazalwane liyakuzwa lokho engikuzwayo hatshi wakukuyo yonke indawo njengomoya olamandla ovunguzayo manje khangela kweza umdumo njengomoya olamandla ovunguzayo futhi ukubambanisa manje bakhangele bona ofuthi nxa ungakwenzi uyakwenza kutsho into okungayitshiyo bona futhi sengathi yikho okwathatha indawo kuqala kwakungumdumo into enjengathi ngumoya olamandla ovunguzayo usiza phezu kwabo futhi ngiyakhumbula izolo ebusuku ngahamba esitolo futhi ngathenga ilofu yesinkwa le nyama yinto eyahamba kanye lakho isinkwa ngenye into inyama ngokunye futhi umdumo wawungenye into eyabatshayayo futhi kwabonakala kubo phambi kwabo inlimi ezihlukanisiweyo kukhona olapha owake wabona imilayo elitshumi kasisil dimil nakunanzelela lapho imilayo ilotshwa ukuthi wakubamba njani ngangingakwazi kwakulezinto ezimbili kumbe ezintathu engazibonayo kuyo engazithandayo sibili into yakuqala yilokho kukhanya kwe-emeraldi Yikho kanye okukhangeleka njengakho bona enye into kulapho imilayo ilotshwa kuthi emva sokuphelile inanzelele kusuka kuleyo nsika yomlilo enkulu kwakulamalangabi omlilo amancinyane ephaphela kude ikunanzelele lokho na manje lokho yikho engicabanga ukuthi kwakuyikho ePentecost kwabonakala kibo ukuze bakubone khona ayizange ithi lapho wawela kibo kodwa lapho kwabonakala kibo amalangabi sizakubiza njalo inlimi njengolimi njengolimi lolu lapha isimo solimi ilangabi lomlilo manje indlebe njengoba ngithilo indlebe indlebe umunwe ngumunwe umunwe akutsho ukuthi ubuzwile kutsho ukuthi wakukhangeleka njengomunwe futhi nga kwakuyindlebe akutsho ukuthi wakuzwa kwakukhangeleka njengendlebe lowo kwakungumlilo owawukhangeleka njengolimi hathi omunye ekhuluma umlilo owawukhangeleka njengolimi manje lalelani khangelani ukuthi isigriki sikubala njani lapha futhi kungananzelelwe kweza umdumo sengathi ngumoya olamandla ovunguzayo indima 3 esi 3 futhi inlimi ezehlukanisiweyo zabonakala kubo hathi inlimi ezehlukanisiweyo ezaziphakathi kwabo kumbe babekhuluma ngolimi olwahlukanisiweyo kwakuyinlimi ezehlukanisiweyo ezabonakala kubo manje khangelani kazikabi kubo okwamanje kulapho phakathi ekamelweni kubhoda yonke indawo phakathi njengakulowo umoya kubo kungathi mlilo inlimi ezehlukanisiweyo zabonakala kubo lokho kuphandi kwabo kungathi umlilo inlimi kungathi ngumlilo futhi ngalunye ubunye lwahlala phezu komunye lamunye wabo hathi yangena phakathi kwabo kodwa yahlala phezu kwabo manje khangelani ukuthi iKing James ikulahla njani lokho futhi inlimi ezehlukanisiweyo zabuya phezu kwabo kumbe zahlala ibala kanjani kuKing James lapho zahlala phezu kwabo bona manje zazingeke ziye lapho futhi zihlale phansi siyakwazi lokho kodwa elakuqala lathi zahlala phezu kwabo ngiyakholwa akusikho yini mangikuthole ngokuthi iqiniso qathu yebo zahlala phezu komunye lamunye wabo ulimi olulodwa lomlilo lwahlala phezu komunye lamunye wabo bona lapho ngiyakuthola na leyo yinto yesibili eyathatha indawo kuqala kwakungumoya bona-ke kubonakala kwezinlimi zomlilo kwakuphakathi kwekamelo leli elincinyane lezibane ezincinyane zamafutha zivutha cabanga ngabo behlezi phezulu lapho phezulu futhi omunye uthi oh wakhangela yonke indawo esakhiweni kwakukhona yonke indawo esakhiweni khona-ke bathi khangelani indimi zomlilo zaqala ukubuya zizingeleza isakhiwo manje khangela futhi kwabonakala lezi indimi zomlilo manje khangelani okulandelayo futhi esinye isibambaniso enye into yenzakala bonke bagcwaliswa ngumoya ongcwele into yesibili eyenzakalayo manje bona sifuna ukuntshintsha lokho lapha sisithi babe nendimi zomlilo futhi lapha bekhuluma okungazwakaliyo futhi-ke baphuma futhi baqala ukukhuluma ngendimi ezingaziwayo akulanto enjengaleyo embhalweni mngani okhuluma ngolimi olungaziwayo lapho esamukela umoya ongcwele ukwenza ngokuphambene leBhayibhili futhi ngizalitshengisa ngemizuzu emilutshwana futhi ngifakaze kini ukuthi ngiyakholwa ekukhulumeni ngezindimi ezingaziwayo kodwa kungesikho ukwamukela umoya ongcwele leso yisipho sikamoya ongcwele umoya ongcwele ngumoya manje khangelani indimi lezi zazisekamelweni njengomlilo futhi zahlala phezu komunye lamunye khona-ke basebegcwaliswa ngumoya ongcwele into yesibili futhi-ke emva kokuba sebegcwaliswe ngumoya ongcwele bakhuluma ngendimi hathi ngendimi ngezinlimi ikunanzelele lokho na baqala ukukhuluma ngezinye indimi njengalokho umoya wabapha ukuphumisela manje lokhu kwazakala ndawo yonke manje khangelani khathesi kasithatheni umzekeliso njalo ukuze lingakukhohlwa khathesi ngokuya kombhalo endlini yaphezulu belindele ngokungananzelelwe umdumo onjengomoya olamandla ovunguzayo wawuphezu kwabo. Kwakungumoya ongcwele. Bangaki abakholayo ukuthi lokho kwakuyikubonakala kukamoya ongcwele njengomoya, umoya ongaphandle kwemvelo. Khona-ke basebenanzelela futhi phandle lapho kwakuyizindini ezincinyane zomlilo ikhulu lamatshumi amabili azo, futhi zaqala ukuhlala phansi, futhi zahlala phezu komunye lamunye wabo. Kwakuyini? Kwakuyini? Insika yomlilo okwakungunkulunkulu ngokwakhe ezehlukanisa phakathi kwabantu bakhe. Engena phakathi kwabantu, uJesu wayelayo yonke into. Wayelomoya ongelasilinganiso, thina siwuthola ngesilinganiso. Yabona lokho engikutshoyo? Ngoba singababekwe ubuntwana. Impilo yakhe elaphakade yayisingena phakathi. Manje kuyini okwenzakalayo? Khona-ke bonke bagcwaliswa ngumoya ongcwele. Manje ngifuna ukulibuza enye into. Kunini lapho ihungahunga elaqalela khona? Nxa babemele ukuphuma phandle kwaleyo ndlu yaphezulu ukwehla phansi lawo masitebhisi, futhi bephumele phandle emagumeni endlu yobukhosi, kumbe phandle ungena emagumeni ethempeli eyayingaba yibhuloku yedolobho, kusukela lapho ababekhona phezulu esitezi laphansi phandle emagumeni lapho abantu bonke ababebuthene khona ndawonye, futhi baphuma phandle lapho sengathi badanyiwe ngomoya. Ngoba abantu bathi abantu laba bagcwele iwayini elitsha, babengakaze babone into enjengakho. Futhi munye lamunye wayezama ukuthi umoya ongcwele usebuyile, isithembiso sikaNkulunkulu tiphezu kwami, sengigcwaliswe ngumoya. Futhi yena umGalili, indoda ayekhuluma kuyo, umArabi kumbe umPeresiya, wamuzwa ngolimi lwakhe uqobo. Sizwa kanjani? Hathi ngolimi olungaziwayo. Sizwa kanjani umuntu wonke ngolimi lolo esazalelwa kulo? Kakusiwo yini amaGalili wonke lawo akhulumayo? Futhi mhlawumbe babekhuluma isiGalili, kodwa lapho bekuzwa kwakungolimi abazalwa kulo. Nxa kungenjalo, ngifuna ukuthi lingibuze, lingiphendulele umbuzo. Kwaba kanjani ukuthi uPetro wasukuma lapho, futhi wakhuluma ngesiGalili, futhi ixuku lonke lezwa lokho ayekutsho? Izinkulungwane ezintathu zemiphefumulo zabuya kuKristu khona lapho uPetro ekhuluma ngolimi lunye. Sibili, kwakunguNkulunkulu esenza isimanga. uPetro umbuthano munye owawugoqela abahlali baseMesopotamiya labafokazi labakhonzi bezinye izizwe lakho konke okuvela umhlaba wonke kwakumile lapho. Futhi uPetro emile futhi echumayela ngolimi olulodwa, futhi wonke umuntu wabuzwa. Ngoba abazinkulungwane ezintathu baphenduka futhi babhaphathizwa ebizweni likaJesu Kristu khonanje. Kunjani lokho? Bona bangane, kani ngeke ngikhangelele umfowami wenhlanganiso yesonto, umfowami wePentekosti, ukwamukela lokho khona khathesi. Kodwa likuhlole lokho ngeBhayibhili, futhi lingitshele loba yisiphi isikhathi lapho abake bemukela khona umoya ongcwele, futhi bakhuluma ngolimi ababengazi lokho ababekhuluma ngakho. Futhi ngaleyo kuyindlela abawuthola ngayo khonale uNkulunkulu ozibusayo kufanele kwenzakale isikhathi sonke ngendlela efanayo. Manje ngingeke, manje endlini kakhone siyakhumbula lapho size siye phansi eSamariya izolo ebusuku, safumana ukuthi kwakungelanto eyodwa ebhaliweyo ngabo besizwa ngolunye ulimi, akulalutho olatshiwayo ngakho. Kodwa lapho sebehambe endlini kaKoneliyo, lapho okwakule mihlobo emithathu etshiyeneyo yabantu, bakhuluma ngezindimi. Futhi lapho sebeyenzile, nxa bakwenza bakuthola, uPetro wathi indlela efanayo abawuthola ngayo ekuqaleni, futhi bakwazi ukuthi abezizwe basebemukele umusa ovela kuNkulunkulu Ngoba babe mukele umoya ongcwele njengalokho abakwenzayo ekuqaleni. Ngilombuzo lapha into engalokho ngemizuzu emilutshwana bengifuna ukubeka isisekelo ukuze libone lokho okuyikho. Manje ngingeke ngikhangelele abantu abafundiswe okwahlukileyo. Futhi ngilaleleni bazalwane bami abathandekayo abaligugu abePentecost. Ngingeke ngifundise lokho ngaphandle. Lokhu ngingeke ngenze lutho ukubangela ukuphikisana. Kodwa nxa singatholi iqiniso kunini lapho esiya kuqala khona, kufanele sibe lento ethatha indawo lapha ukuthi isiqondise. Kufanele sithole umusa wokuhlwithwa lapha khathesi iqiniso lifanele liphume. Kuyini umuntu ayezakwenza nxa wayeyisacuthe eyisimungulu futhi engenelisi ukukhuluma lakancane? Wayengemukela umoya ongcwele na? Aluba wayengelalimi kwasekuqaleni futhi umfo odubekayo wayefuna ukusindiswa, bona umoya ongcwele ubhaphathizo. Futhi-ke zonke lezi izipho njengokukhuluma ngendimi, ukuchazisa indimi, kungemva kokuba usungene emzimbeni ngobhaphathizo lukamoya ongcwele. Ngoba lezo zipho zisemzimbeni kaKristu. Manje isizathu ngisithi manje khangelani lapha, ungakhangelela ibandla leKatolika okwakulibandla lokuqala elahlelwayo emhlabeni ngemva kwabapostoli. Khona-ke ibandla leKatolika lahlelwa iminyaka eminingi engamakhulu emva kokufa kompostoli wokugcina amakhulu ayisithupha athile, futhi iminyaka ngemva kwabapostoli masinya ngemva kweNicaea Council, lapho obaba beNicaea beza ndawonye futhi bahlela. Khona-ke babeka ibandla lomhlaba wonke jikelele okwakulibandla leKatolika phakathi, lapho benza ibandla lomhlaba, futhi ibala Katolika litsho umhlaba wonke jikelele. Lokho kundawo zonke, bona iRoma, iRoma yesihedeni yaguqulwa yaya kuRoma yobupapa kuthi babeka upapa ukuba yinhloko ukuthatha indawo kaPetro. Ababekucabanga laba bekukhuluma ukuthi uJesu wapha izihluthulelo zasembusweni, futhi lokuthi upapa wayengaphosisi, futhi unjalo lamuhla ebandleni leKatolika ukuthi ilizwi lakhe lingumthetho lohlelo, ungupapa ongaphosisiyo. Lokho kwedlula. Futhi-ke ngenxa yokuthi babengavumelani lale imfundiso yeKatolika babulawa, batshiselwa ogodweni layo yonke into. Sonke siyakwazi ngemibhalo engcwele kaJosephus futhi le Fox Book of Martyrs, lamaneni amanye angcwele, Islops, Two Babylons, futhi le imbali ezinkulu. Khona-ke emva kweminyaka engamakhulu alitshumi lanhlanu njengoba sisazi yezikhathi zobumnyama, iBhayibheli yasuswa ebantwini futhi lafihlwa imonku encane lokunjalo, siyakuzwisisa. Khona-ke ngemva kwalokho kweza inguquko yakuqala okwakunguMartin Luther, futhi waphumela phandle futhi wathi isidlo leso iKatolika eyayisibiza ngokuthi umzimba uqobo kaKristu sasimela kuphela umzimba kaKristu, futhi waphosela isidlo ensimbini zelathi kumbe emasitebhusini, futhi wayala ukusibiza ngokuthi umzimba uqobo kaKristu, futhi wachumayela abalungileyo bazaphila ngokukholwa. Manje ungeke ukhanyelele ibandla leKatolika ukuthi livumelane laye, hatshi impela lapho inhloko yabo engaphosisiyo ibatshela ukuthi hatshi kulungile. Khona-ke emva kukaMartin Luther echumayela ukulungisiswa, uJohn Wesley weza ngalapho echumayela ukungcweliswa, futhi wachumayela ukuthi umuntu emva kokuba eselungisisiwe konke kulungile, kodwa umele ukuba ungcweliswe, uhlanzwe, impande yobubi isuswe kuwe ngegazi likaJesu. Manje ungeke ukhanyelele amaLutherini ukuchumayela ukungcweliswa, ngoba kabayikukwenza. Emva kokuba uWesley esechumayele ukungcweliswa futhi ukudazudazuka okuningi okuncinyane okwavela kuyo kusizokuza khona iMethodisti kaWesley leNazarene lokunjalo, lokho okwagcina umlilo uvutha esikhathini sabo. Khona-ke kwasokubuya lapho iPentekosti futhi yathi, mani umoya ongcwele lubhaphathizo futhi sikhuluma ngendimi lapho siwuthola sibili. Khona-ke lapho lokho kusiza lapho wawungeke ukhangelele amaNazarene labeMethodisti kaWesley lokunjalo ukuthi bakukhole, lokho babengeke bakwenze. Vakubiza ukuthi mudeveli. Kulungile. Kuyini okwenzakalayo? Baqala ukuwa. IPentecosti yaqala ukuvuka. Manje isivuke kwaze kwaba sendaweni yokuthi iPentecosti isithole ukunyikinywa kwayo. Izihlelile futhi yaphuma. Kayisemukeli olunye ulutho. Bale mithetho yabo uqobo lezi miso. Futhi lokho kuyayiqeda indaba. Manje lapho umoya ongcwele usiza phakathi futhi wambule iqiniso laloba yiphi into futhi akufakaze ngobukhona bakhe uqobo langelizwi lakhe, awungeke ukhangelele abantu bePentecosti ukuthi bathi ngizavumelana lakho. Kumele ume wedwa njengokwenziwa nguLuther, njengokwenziwa nguWesley, nanjengalokho okwenziwa ngabo bonke. Kumele ume kulokho ngoba ihola lilapha futhi lokho yikho okungenza ngibe yindlubu ewele ephokweni. Yikho okungenza ngahluke futhi kanye nelisi ukuba ngiqalise njengomfowethu oligugu u-Ora Roberts noTommy Osborne, uTommy Hicks futhi labanye, ngoba amabandla kawasoze avumelane lami. Bathi ukholwa ukulondeka okulaphakade ungumbaptisti, akakholwa ekukhulumeni ngendimi njengobufakazi bokuqala bukamoya ongcwele. Sukani kulomfo, bona kodwa buya ukhangelane lakho, khangelana lakho. Bakhangelana la maLutheran, iMethodist ingakwenza, amaPentecostal angakhangelana lamaMethodist, ngingakhangelana lamaPentecost ngakho. Kuyikho kanye, kuliqiniso. Ngani kunjalo? Sihamba ekukhanyeni njengokuba esekukhanyeni. Bona, sihamba sikhwela ngomgwaqo omkhulu weNkosi. Kuthi lapho uqhubeka umusa omnengi uyaphiwa, amandla amanengi ayaphiwa, okunengi okukamoya kuyaphiwa. Futhi nanko silapho, leli lihola lapho umoya ongcwele obuye phansi esimoyeni sokukhanya, njengoba wayeyikho khona ekuqaleni, insika yomlilo. Futhi wazibonakalisa esenza izinto uqobo ezifana lalezo azenzayo lapho elapha emhlabeni. Futhi uJesu wathi, ukwazi njani ukuthi baqondile kumbe hatshi? Ngezithelo zabo lizakuba bazi. Lo okholwa kini imisebenzi engiyenzayo uzakuyenza laye. Lezi izibonakaliso zizakubalandela labo abakholwayo. Manje bazalwane bami bePentecosti, ngikanye lani, ngingomunye wenu. Ilawo umoya ongcwele akhuluma ngendimi, kodwa kanye utholanga lezi kokwamukela umoya ongcwele. Ngathola ubhaphathizo lukamoya ongcwele, ngakhuluma ngendimi, ngaprofetha, ngaba lezipho zolwazi, inhlakanipho, ukuchasisa lakho konke kusenzakala. Kodwa ngingaphansi kwaloba yikuphi kwalezo zinto, ngoba khathesi ngimumntwana kaNkulunkulu. Amandla umlilo kaNkulunkulu uphakathi komphefumulo wami. Lolo limi lomlilo olwahlala phezu lungene ngaphakathi kwami futhi lwatshisa yonke into eyayiphambene loNkulunkulu. Futhi manje ngikhokhelwa ngumoya wakhe. Ube ngathi hamba lapha futhi ngingahamba, hamba lapha ngingahamba, khuluma lapha ngingakhuluma, futhi yenza lokhu lokho lokunye. Nanko-ke njenge ukhokhelwa ngumoya, lowo nguNkulunkulu phakathi kwakho esebenza intando yakhe. Loba kuyini usebenza intando yakhe. Khathesi lalelani makuthi ngibone ngibale lapha singakaqalisi imibuzo phezu kwe-lexicon lapha. Manje kusuka ekutolikweni kwe-Vatican volume 7 1905. It is difficult to determine whether it was the voice. Kunzima ukutsho ukuthi kwakulilizwi labantu labo bekhuluma ngolimi lwabezizweni, kumbe umbiko, kumbe ihungahunga lokwenzakala komoya ongaphezu kwemvelo olamandla uvunguza owapha ixuku amadlabuzane. Abazange bakuzwisise. Manje khangelani, loba kwakungabantu, ngizazekelisa nje nanti ixuku elingabayanga lamagalili abamanikiniki, futhi nampa lapha phandle le esitaladeni babengakaze babone into enjengakho. Izandla zabo phezulu emoyeni, besehla kuleyo ndlu yaphezulu, besehla phansi kuzona izitebhusi, bephuma bengena lapho begcwalisiwe nje bengakakhulumi. Bona nampo besehla phansi lapho. Futhi manje kasithini? Babephandle lapho bedayizela lapho kulokhu. Futhi abantu bathi umGriki wagijima esiza kimi futhi esithi ngikhuluma isigalili. Uyagijimela kuye futhi uthi, uthi kuyini okwenzakala ngawe mfana? Ngigcwaliswe ngumoya ongcwele, amandla kaNkulunkulu, ehlela phezulu. Lapho ekamelweni lelo, enye into yenzakale kimi. Oh, dumo kuNkulunkulu. Futhi omunye ngangapha, wayekhuluma nomArabi, uthi yena engumGalili, esithi isiArabi, ulimi lwesiArabi. Manje babenelisi ukutsho, kwakungumoya ovuzayo, owadonsa abantu ndawonye lapho ixuku lisiza ndawonye, kumbe kwakuyikukhuluma ngolimi lwabezizweni lolo ababelikhuluma. Manje iBhayibheli kalitsho khona kanye, kulezinto ezimbili ongazikhangela, kwakuyikho ongaphandle wathi, kukanjani ukuthi sizwa wonke umuntu ngolimi lwethu uqobo esazalelwa kulo? Galichongo ukuthi babekhuluma kodwa babeluzwa. Khona-ke iqembu linye, abantu banye, chazisa lokhu. UPetro wecela phezu kwenye into, uthi wathi, lina bantu baseGalili, nani lina elihlala eJerusalema, makuthi lokhu kwazeke kini? Abantu bathi, babengela limi lwaseGalili, makuthi lokhu kwaziwe kini? Futhi zwanini, amazwi ami yiluphi, yiluphi ulimi ayelukhuluma ngalo kubo bonke? Ngani laba kabadakwanga njengokuba licabanga ibona ukuthi ihola lesithathu losuku? Kodwa lokhu yilokho okwakhulunywa ngumprofethi uJoweli, futhi kuzakuthi ensukwini zokucina, utsho uNkulunkulu, ngizakuthulula umoya wami phezu kwenyama yonke, amadodana enu lamadodakazi enu aza kuprofetha. Njalo njalo waqhubeka futhi wathi, lina ngezandla ezimbi libethele indodana kaNkulunkulu engelacala. UDavida wakhuluma ngaye, kangeke atshiye umphefumulo wakhe esihogweni noma avumele ongcwele wakhe ukubona ukubola. Futhi wathi, makwaziwe kini ukuthi uNkulunkulu wenza luJesu munye elambethelayo wonke inkosi loKristu. Futhi lapho besizwa lokhu, amen, ubani wonke umuntu ngaphansi kwamazulu kuyini okwakuthatha indawo? Waye ngatsho ukuthi, manje ngizakhuluma ngesiGalili, ngizakhuluma ngalokhu, futhi ngizakhuluma ngalolu. Lapho uPetro esakhuluma la mazwi, bathi, madoda labazalwane, kuyini esingakwenza ukuthi sizindiswe? Futhi uPetro wabapha indlela yakho. Yiyo indlela okuhlala kusenzakala ngayo. Bona, kuyenyuka kucindezela kuNkulunkulu, uhambo oluseduzane. Ukwazi njani? Aw, manje lapho uLuda esamukela ukulungisiswa, wakubiza lokho umoya ongcwele. Wawuyiwo uNkulunkulu waqhamuza okuncinyane kwakho phakathi. Khona-ke wasesithini uWesley wekuyela ukungcweliswa, futhi wathi, mfana, nxa umemeza usulawo, kodwa abaningi babo bamemeza ababengelawo. Lapho iPentekosti ikhuluma ngendimi, indimi ezingaziwayo, bathi, mfana, ulawo, kodwa abaningi babo babengelawo. Ngakula zinto ezinjengalezo izibonakaliso zokuba kwazi lokho, indlela kuphela owazi ngayo isihlahla. UJesu wathi, kungezithelo esizithelayo, imisebenzi kamoya. Isithelo sikamoya, khona-ke lapho ubona umuntu ogcwaliswe ngamandla, ogcwaliswe ngomoya ongcwele, khona-ke uyabona impilo eguquliweyo. Uyabona lezi izibonakaliso zibalandela. Bona labo abakholwayo ebizweni lami baza kuxotsha odeveli, bakhulume ngendimi ezintsha. Nga inyoka ingabaluma, ingeke ibalimaze. Nga babengaba lento ebulalayo, beyinatha, yayingeke ibabulale. Baza kubeka izandla phezu kwabagulayo, futhi baza kusila. Ninabo lolu hlobo lwezibonakaliso yabalandela abakholwayo. Kodwa ungena njani phakathi kwakho? Zona izipho zisemzimbeni. Ungena njani emzimbeni? Hathi ngokukhuluma indlela yakho phakathi, kodwa ngokubhaphathizwa emzimbeni munye. AbaseKorinte bokuqala 12:18. Moya munye sibhaphathizwe sonke kulowo mzimba, futhi singaphansi kwezipho zonke. Inkosi ilibusise. Manje nxa omunye engezwa ithephu leyi, kumbe omunye lapha ongasoze avume, kumbulani, wenze ngobungani mfowethu, ngoba ngiyalithanda. Umbuzo wokuqala lobu busuku, mfowethu Branham, Ngicabanga ukuthi i-television iyisiqalekiso emhlabeni. Ucabangani ngayo?
Well, ever who wrote it, I'm going to agree with you.
Aw, loba ngubani okubhalileyo? Ngizavumelana nawe. Bayenze yaba isiqalekiso emhlabeni. Ibingaba isibusiso emhlabeni, kodwa bayenze isiqalekiso. Into enjengaleyo bantu bami abathandekayo yilokho okubukelayo ngokwakho. Nga i-television iyisiqalekiso, khona ke iphephandaba liyisiqalekiso, khona ke umsakazo uyisiqalekiso, futhi isikhathi esineni ifoni iyiso. Bona, 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 bona yilokho okwenzayo ngayo. Kodwa kuyikuba umfowethu watsho ngobunye busuku ukuthi akusela lakancane inhlelo kuthelevishini. Ngitsho leyo yimali eningi kakhulu. Abachumayeli abangabayanga, abachumayela ivangeli eligcweleyo, bangeke benelise ukuba lohlelo kuthelevishini. Ngakho-ke umfowethu wathi obunye busuku, yakholwa kwenye indawo, wathi thintitha iradiyo yakho, kumbe omunye umuntu, kumbe ikhuphe ekhoneni futhi ulalele kuzo inhlelo. Kunjalo. Kodwa muntu othandekayo, loba ungubani, ngempela ngiyavumelana lawe. Isibe ngenye yezinto eziqalekisiweyo kakhulu usendo lwabantu. Phakathi lapho bayathatha yonke leyo mali okumele iye kuhulumende okwemithelo, futhi bayikhuphe ekukhanyiseni kwazo zonke izinhlelo zegwayi, lenhlelo zotshwala, lezinto ezinjengalezo, futhi bayikhuphe emithelweni kahulumende. Futhi-ke bayabuya lapho futhi bathathe abachumayeli futhi babadonsele phakathi womthethwandaba ukuthola imali encinyane kubo. Ngiyavumelana lawe, yinto embi kakhulu. Manje lokho akusikho. Liyazi ngenye into nje oyitholayo. Ngiyabonga dadewethu, mfowethu, loba ungubani obuze lokho. Manje nanku omuhle lapha umbuzo. Kulezi ndawo eBhayibhelini ezinjengoSamueli wokuqala 18:10 ezithi umoya omubi ovela kuNkulunkulu wenza izinto. Kangizwisisi umoya omubi ovela kuNkulunkulu. Ngiyacela ukuchasise lokhu. Awu, mhlawumbe ngosizo lwenkosi ngingenelisa. Akutsho ukuthi uNkulunkulu ungumoya omubi, kodwa wonke umoya wento yonke ungaphansi kukaNkulunkulu, futhi wenza into yonke isebenze mayelana lalokho akuthandayo. Bona manje embuzweni wakho ukhuluma ngomoya omubi owaphuma uvela kuNkulunkulu ukuyahlukuluza uSawuli. Wayenyukubele isimo esephukileyo isimo, ngoba okwakuqala wayehlehlele emuva. Futhi lapho uhlehlela emuva umoya omubi, uNkulunkulu uzavumela umoya omubi ukuba ukuhlukuluze. Ngizathanda ukulibalela enye into ngesikhatshana. Ngilomunye umcabango ngakho lapha. Bona, wonke umoya ufanele ube ngaphansi kukaNkulunkulu. Ngiyakhumbula lapho uJehoshafati no-Ahabi bephuma besiya empini, futhi into yakuqala uyazi kwakule, babehlezi emasangweni, futhi uJehoshafati wayeyindoda elungileyo, futhi wathi amakhosi amabili ayehlezi lapho futhi bahlanganisa amabutho abo ndawonye. Ngakho wathi kasibuzeni inkosi mayelana ngokuthi siphume kumbe hatshi. Futhi u-Ahabi wahamba futhi wathatha abaprofeti abangamakhulu amane ayelabo, bonke wayehlala ebapha ukudla futhi bezimuka la yonke into, babe sesimweni esihle. Futhi benyukela lapho futhi bonke baprofetha ngangqondonye bathi, kuphukani futhi uNkulunkulu uzalipha ukunqoba. Kuphukelani eRamothi Giliyadi futhi khonale uNkulunkulu uzalithathela leyonto. Omunye wabo wazenzela ipheya yempondo futhi waqalisa ukugijima nxa zonke njengomzekeliso. Wathi, alezi impondo zensimbi liza kubafuqa libakhuphele phandle kwelizwe lingelenu. Kodwa liyazi kulenye into mayelana ngomuntu kaNkulunkulu ongemukeliyo konke lokho. Bona, nga kungahambelani lombhalo kulento ephambukileyo, lonke ikholwa leqiniso. Ngakho uJehoshafati wathi, awu, bona abangamakhulu amane bakhangeleka bonke belungile, bakhangeleka njengabantu abahle. Oh, banjalo, mhlawumbe u-Ahabi wacho. Kodwa uJehoshafati wathi, kawusela omunye oyedwa, ngani omunye oyedwa, lapho ulaba ngamakhulu amane abangqondonye, ngoba wakwazi ukuthi kwakulento engazwakali kahle nje. Bona.
He said, yes, we have got one more.
Wathi yebo silaye omunye oyedwa, indodana ka-Imla, phezulu lapha. Wathi, kodwa ngiyamzonda sibili. Ungavala ibandla lakhe loba yisiphi isikhathi ongenelisa ngaso, ungamqothela phandle kwelizwe. Bona sibili, ngiyamzonda. Kungani umzonda? Uhlezi eprofetha okubi ngami. Ngiyakholwa uJehoshafati wazi khona lapho ukuba kwakulenye into engalunganga. Ngakho wathi, hambani futhi lithathe uMikhaya. Ngakho basebesiyamthatha futhi nango lapha esiza esehla. Ngakho lapho behamba bathumela isithunywa futhi bathi, anje mana umzuzu, manje balabodokotela bezobunkulunkulu abangamakhulu amane phansi ngale. Babesedlula bonke abakhona elizweni abalama-PH, LLD, layo yonke into. Bathi, manje uyazi wena muntu ongumyanga omncane ongafundanga, kawuyi kuphambana labo bonke labo bafundisi. U-Imla wathi lokhu, kumbe ngitsho uMikhaya watsho lokhu, kangiyikutsho lutho kuze kuthi uNkulunkulu alubeke emlonyeni wami. Futhi-ke ngiza kutsho khona kanye lokho akutshoyo. Ngiyakuthanda lokho, ngiyakuthanda lokho. Ngamanye amazwi, ngizahlala lelizwi kungelani lalokho abanye bonke abakukhulumileyo. Wathi, awu, wathi, ngiyakutshela, nga ungafuni ukuphoselwa phandle, ungcono utsho into efanayo. Ngakho wehla phansi khonale, futhi wathi, ngingakhuphuka na? Wathi, qhubekani. Wathi, ngiphani lobu busuku, yekani ngikhulume lenkosi. Ngiyakuthanda lokho. Ngakho lobu busuku, inkosi yabonakala kuye, futhi usuku olulandelayo wenyuka. Futhi wathi, lapho ekhuphuka, wathi, qhubekani, kodwa ngibone u-Israyeli enjengezimvu ezingela melusi, zihlakazekile emaqaqeni. Oh, minabo, lokho kwamkhupha umoya. Futhi yena wathi, angilitshelanga na? Bengikwazi. Iyo kanye indlela enza ngayo ngaso sonke isikhathi, ekhuluma into embi ngami. Ngani wayehlala lelizwi? Ngani umprofeti hambi kwakhe? Ilizwi likaNkulunkulu libuya livela ku-Elija, umprofeti weqiniso. Wathi, ngoba wachitha igazi likaNabhothi ongelacala, izinja zizakhotha igazi lakho lawe. Futhi wamtshela okubi. U-Elisha wayesehambile ezulwini, kodwa wayekwazi ukuthi u-Elisha wayelelizwi likaNkulunkulu. Ngakho wahlala lelizwi. Ngiyakuthanda lokho. Hlala lelizwi. Nxa iBhayibhili lathi uJesu Kristu ungofanayo izolo lamuhla lanini nini, amandla akhe angafanayo, ngokunjalo umoya ongcwele ungokaloba ngubani othandayo makabuye, hlala lelizwi. Yebo mnumzana, kungelani lokuthi bonke babo bathini, baphiwa ukudla kuhle kanganani, futhi zingaki izikolo abadlule kuzo, lokho akulani lakho. Ngakho-ke wathi, lumfo omkhulu kanye lempondo ekhanda lakhe baza kulifuqa ilizwe phandle kusiya kude kwenkosi. Wakhuphuka futhi wamwakala emlonyeni umtshumayeli omncinyane. Wayekwazi ukuthi wayengumgiqiki ongcwele omncinyane, njengakho kwakungela lutho olwalungatshiwo ngakho. Ngakho waphongumwakala nje emlonyeni wathi, ngifuna kukubuza enye into. Wathi, yiphi indlela umoya kaNkulunkulu ohambe ngayo lapho uphuma kimi nxa wena ulawo? Wathi, uzakuzwisisa lapho uhlezi ekhejini laphaya njengesithunjwa. Wathi, ngabona uNkulunkulu ehlezi esihlalweni. Amen. Manje lalelani. Futhi ibandla lasezulwini lalimbuthanele. Lwaluyini uhlupho? Umprofeti wakhe wayesevele watsho lokho okwakuza kwenzakala ku-Ahabi. UNkulunkulu lowo kwakungasuye u-Elija owatsho lokho. Lowo kwakungumprofeti ogcotshiweyo. Lelo kwakulilizwi lenkosi. Itsho kanje inkosi. Futhi uMikhaya wathi, libone lonke ibandla lasezulwini libuthanele uNkulunkulu emhlanganweni omkhulu. Futhi babekhuluma omunye komunye. Futhi inkosi yathi, ubani esingamthola ukuthi ehle phansi? Ubani phakathi kwenu ongenelisa ukuya phansi futhi akhohlise u-Ahabi ukubusa phandle lapho ukugcwalisa ibizwi likaNkulunkulu ukumenza ahlatshwe ngubani esingamthola ukuthi ehle phansi awu omunye wayesithi lowu kumbe loyana futhi emva kwesikhatshana umoya omubi umoya wamanga wakhuphuka uvela phansi wathi nganje ungangivumela ngingumoya wamanga ngiza kwehla phansi futhi ngingene phakathi kwabo bonke abatshumayeli ngoba kabala moya ongcwele futhi ngizabenza bangabafana abafundiswe esikolweni futhi ngiza kwehla phansi futhi ngingene phakathi kwabo bonke futhi ngibakhohlise futhi ngibenze baprofite amanga wakutsho yini futhi wathi iyo indlela eziza kukhohlisa ngayo ngakho wehla phansi wathi unkulunkulu wathi kule mvumo yami yokuhamba futhi wehla phansi futhi wangena kulabo baprofethi bamanga inkonzo ezifundiswe esikolo futhi wabenza baprofetha amanga kwakungumoya wamanga usebenza entandweni kankulunkulu makuthi ngi enye into nje elingayibona lapha okomzuzu nje khangelani lokhu ngifuna livule lami kwabasekorinte bokuqala isahluko 5 indima 1 okomzuzu nje abasekorinte bokuqala futhi ngikhangele lokhu ngalifuna ukubona ulutho lukankulunkulu esenza enye into ukuthi kanjani leyo mimoya emibi ukuthi babeza kanjani bazahamba kulungile uPauli ekhuluma uyabikwa impela ukuthi kulokuphinga phakathi kwenu futhi ukuphinga okunjalo ukuthi akusikho okungekho phakathi kwabezizwe ucabangani ngalokho phakathi kwebandla ukuthi omunye uthethe umkayise futhi liyazikhukhumeza futhi kalizange kasiboneni ngiyakholwa ngivule amakhasi amabili ku lina li futhi liyazikhukhumeza futhi kalizange lilile ukuthi manje manini okomzuzu lapha ngabe ngi yebo kunjalo yebo lalila lokho yikho lazikhukhumeza futhi alizange lilile ukuthi lo owenze isenzo lesi asuswe phakathi kwenu ngangikwazi angikholwa ukuthi kukhona ongathi kuleyi kumbe ukuquma ngemuva kodwa ngivikela lokho kuphela engikholwa kikho nga umuntu eke wagcwaliswa ngomoya angeke alahlekelwe yiwo bona bona ngoba mina impela njengongekho emzimbeni kodwa ngikhona emoyeni sengivele ngahlulela njengokuthi ngangikhona mayelana ngaye lo owenze isenzo lesi ebizweni lenkosi yethu uJesu Kristu lapho libuthene ndawonye futhi umoya wami lamandla enkosi uJesu Kristu ukunikela onjalo kuSathane ekubhujisweni kwenyama ukuthi umoya usindiswe osukwini lwenkosi uJesu uNkulunkulu etshela ibandla elingcwele elingumzimba wakhe lapha emhlabeni ukuthi manje lokhu kungemva kwethestamente elidala kwelitsha etshela umuntu owayelamanyala silili lokungcola phakathi kwabantu okokuthi waphila lo mkayise wathi into enjalo emzimbeni kaKristu lina bandla nikeleni kudeveli kukho ukubhujiswa yabona uNkulunkulu uyavumela futhi lapho elenye into amele ayibone isenziwa ukubeka uswazi phezu komunye umuntu uza kuyekela umoya omubi ukhululwe phezu kwabo ukuze uhlukuluze lowo muntu futhi ubaphendukise manje siyafumana lundoda emva yikho okulishupho lamabandla lamuhla lapho umuntu esizwa emzimbeni kaKristu futhi abe ngomunye wamalunga futhi aqale ukwenza ububi kulokuthi lina lonke lize ndawonye futhi lisenza yona leyi into efanayo futhi lina Branham Tabernacle Wenzeni lokho ngoba ingqeke kuphela imbambile ungaphansi kwegazi futhi uyaqhubeka esenza into efanayo endala ephindaphinda futhi ephindaphinda sonke isikhathi. Liyeza ndawonye futhi limnikele kudeveli ekubhujisweni kwenyama ukuze umoya wakhe njenge kungasindiswa osukwini lwenkosi. Futhi khangela iswazi likaNkulunkulu lungena phakathi, khangela udeveli embamba lo ngumoya omubi ombambayo. Futhi lumfana lapha waqondisa waphenduka, siyathola kwabaseKorinte besibili lapha azihlanza khona sibili phambi kukaNkulunkulu. Khangela uJobe indoda epheleleyo, indoda elungileyo. Uthi uNkulunkulu wavumela udeveli omubi ukubuya phezu kwakhe futhi wamtshaya futhi layo yonke enye into ekupheleliseni komoya wakhe. Bona ngakho umoya ababi bale uNkulunkulu usebenzisa imoya emibi izikhathi eziningi ukusebenza icebo lakhe lentando yakhe. Manje nanku omunye ohlabayo sibili umbuzo. Ngicabanga ukuthi ngumuntu munye ngoba kukhangeleka njengokubhala kwesandla sinye. Nga umuntu emele abe lomoya ongcwele ukuba lomoya ongcwele ukuba ngoguqukileyo lokuya ekuhlithweni, siza kuba yini isimo sabantwana abafayo bengakafikisi iminyaka yokuziphendulela futhi bazavuka nini? Anje mfowethu, dadewethu, angeke ngikutshele lokho. Akula mbhalo ngakho eBhayibhelini njenge ngingakuthola ngoba ngapi, kodwa ngingachaya imicabango yami. Manje lokhu kungaliqinisa lina elikholwa emuseni kaNkulunkulu. Yabona umuntu ufuna ukuba kwazi okungumbuzo omuhle sibili. Bona umuntu ufuna ukuba kwazi ukuvuka kuphi, kuyini okuza kwenzakala enganeni ukuthi nqa emele abe lomoya ongcwele ukuze angene ekuhlithweni. Njengoba ngikhulumile kunjalo lokho kumayelana ngeBhayibhili, yikho ukufundisa kwemibhalo hathi ukungayi ezulwini ngoba abantu abagcwaliswe ngumoya ongcwele yikuvuka kokuqala wabakhethiweyo. Futhi insali zalabo abanye babafileyo abaphili okweminyaka eyinkulungwane emva kwemileniyamu khona-ke ukuvuka kwesibili ukwahlulelwa kwesihlalo ezimhlophe ezikhulu. Bona yilo lona kanye uhlelo lweBhayibhili. Kodwa umuntu lowo ufuna ukuba kwazi mayelana ngengane lezi baya ngamanye amazwi babe lomoya ongcwele bengakazalwa na, bawemukela na? Manje lokho angeke ngilitshele. Kodwa khathesi masikutsho njengalokhu, siyakwazi ukuthi ingane ezifayo kungenani labazali babo basindisiwe. Manje angivumelani nesikolo sabaprofethi kulokho bathi nga yafa lo mzali owayeyisoni ukuthi leyo ngane iza kuhamba esihogweni ibole kakuyikuba lolutho kuyo. Awu uJesu, uJohane wathi lapho uJesu esiza khangela iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono somhlaba. Futhi nxa leyo ngane yayingumuntu lo ozafanele aze ngaphansi kokwahlulelwa kukaNkulunkulu, futhi uJesu wafa ukususa isono, isono sonke sasuswa phambi kukaNkulunkulu lapho uJesu efela leyo njongo. Izono zakho zathethelelwa, izono zami zathethelelwa, futhi indlela kuphela ongathethelelwa ngayo yikwamukela uxolo lwakhe. Manje ingane angeke yamukele ukuthethelelwa kwayo, ngakho ayenzanga lutho, ayenzanga lutho ngitsho. Ngakho ikhululekile impela ukuya ezulwini. Kodwa uzakuthi baza kuya yini ekuhlithweni? Manje, leli ilizwi lami uqobo, lowu umcabango wami manje. Ungaze angeke ngifakaze lokhu ngeBhayibhili, kodwa khangela, nga uNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa komhlaba wazi wonke umuntu owayeza kuba semhlabeni, ngiyakukholwa lokho, wazi konke ubudunulu, utsheketshe wonke, impukane yonke, wazi yonke into leyo eyayiza kuba khona emhlabeni. Nga wazi lokho, khangela, asithatheni okomzekeliso. UMose, lapho uMose ezalwa, wayengumprofeti. Ngaphambi kukaJeremiya,
uNkulunkulu watshela uJeremia ungakabunjwa esizalweni sikamama wakho, ungakabunjwa esizalweni sakhe, ngakwazi futhi ngakungcwelisa futhi ngakugcoba umprofethi ezizweni. UJohane umbhaphathizi iminyaka engamakhulu ayisikhombisa lamatshumi amabili engakazalwa, u-Isaya wambona embonweni wathi, uyilizwi lalowo omemezayo enhlane. Ukumiselwa ngaphambili kumbe ukwazi ngaphambili kukaNkulunkulu kuyazi konke mayelana ngengane ezincinyane. Bona lokho ababezakwenza futhi wayekwazi ukuthi babezakufa. Wayekwazi akulalutho olungenzakala uNkulunkulu engazi ngakho, akulalutho olungenzakala njengomalusi olungileyo ukuthi ungena njani manje ukuthatha lokhu ngombhalo. Angingeke ngithi umbhalo uthi usibanibani, ngikuthatha nje ngokomcabango wami. Manje umbuzo olandelayo yilowo engiwucabangayo ukuthi mhlawumbe omunye umuntu aye yilokho engakuthoyo ngobunye obusuku. Chazisa umfazi esindiswa ngokuzala umntwana. Umfazi akasindiswa ngokuzala umntwana. Kodwa asivuleni khathesi uTimothi wokuqala 2:8 okomzuzu nje futhi sifumanise nje lokho iBhayibheli elikuthoyo ngomntwana. Manje ngiyananzelela ukuthi leyo yimfundiso yekatolika, ukuthi ikatolika ithi owesifazane uyasindiswa ekuzaleni abantwana ngokuzala umntwana. Kodwa masinga angikukholwa lokho. uTimothi wokuqala isahluko 2 futhi kasiqaliseni ngendima 8 futhi sibale nje okwesikhatshana khathesi. Kulungile, lalelani ngokunjalo ukuba abesifazana benu bazigqokise ngezigqoko ezifaneleyo. Akufanelanga sibuze lokho, kufanele na? Lalela kulokhu ngobuso obulenhloni la ngokuqonda, kungabi ngokweluka inwele zakhe kumbe igolide kumbe amaparela kumbe izembatho ezidulayo. Bazalwane, ngiyalisiza lapha, ngiyathemba zonke lezi ngwane ezintsha nsuku zonke kumbe insuku ezintathu. Uyabona, lokho akufanelanga amaKristu. Kodwa lokho okufanele abesifazane abatshoyo ukuthi baloku uNkulunkulu kanye lemisebenzi emihle, abesifazane benu mabafunde ngokuthula ngokuzehlisa konke. Kodwa angivumeli owesifazana ukuba afundise kumbe ukuba legunya phezu kwendoda, kodwa ukuba athule, ngoba u-Adamu wabunjwa kuqala futhi emva kwalokho u-Eva. U-Adamu kakhohliswanga, kodwa owesifazana wathi ekhohlisiwe waphambuka. Kodwa uza kusindiswa ngokuzala abantwana. Uba manje akakhulumi lowesifazana wasemhlabeni esiba labantwana, uba ehlala ekukholweni. Bona uba ehlala usevele nguye owesifazana akhuluma ngaye, owesifazana osevele wasindiswa. Bona lasethandweni lobungcwele kanye lokuqonda konke, hathi ngokuba nomntwana kumenza asindiswe, kodwa ngenxa yokuthi ukhulisa abantwana esenza umsebenzi wakhe, hathi ukukhulisa omangoyo izinja futhi lani okunye ukuthatha indawo yomntwana njengalokho abakwenzayo lamuhla ekupha uthando lukamama ukuze aphume phandle futhi agijime yonke indawo ubusuku bonke. Abanye abantu bayakwenza lokho uxolo, kodwa bayakwenza lokho kubi kakhulu kimi ukukutsho, kodwa iqiniso liqiniso. Bona abafuni ukubotshelwa phansi ingane. Kodwa ekuzaleni abantwana uba ehlala ekholweni ngobungcwele ngokuqonda konke uzasindiswa. Kodwa uba eyi uzakusindiswa futhi uba uzalwe kutsha uzakungasindiswa uba ukholwa, ungamukela umoya ongcwele Uba, ukukholwa, ulungiselele. Uba, usukulungele. Uthi, uza kusindiswa. Uba, engahlala esenza izinto lezi. Bona, kodwa hathi ngoba, ungowesifazana. Ngakho lokho kuhle, mfowethu, dadewethu. Ngakusikho kufundisa kweKatolika lakancinyane. Manje ngifuna nanku omunye ongohlabayo sibili. Khona-ke, silomunye ohodwa. Ngicabanga mhlawumbe silesikhathi sawo. Ngithethe nje isikhathi sethu. Manje, lokhu nje, ngokubuya ngemva kwemvuselelo. Lokhu ngokwenzakala ngemuva komhlangano. Imibuzo leyi. Anje, mfowethu Branham, kutayipiwe. Ngumbhalo emuntwini ukukhuluma ngendimi futhi lokuchasisa umbiko wakhe. Nxa kunjalo, ngicela uchasise. AbaseKorinte bokuqala, kumbe AbaseKorinte 14:19, futhi njalo AbaseKorinte 14:27. Kulungile, asiyeni kulowo mbhalo futhi sibone lokho okuchoyo. Futhi ke sizabona loba siyakugcina lokhu kusembhalweni. Sifuna ukuhlala sisembhalweni. Futhi AbaseKorinte 14, manje umuntu ufuna ukuba kwazi uba kusembhalweni ukuthi umuntu achasise umbiko wakhe awukhulume ngendimi. Nxa kunjalo, chasisa AbaseKorinte 14:19. Asiboneni 14:19. Kulungile, nanku silapha. Kodwa emabandleni kungaba ngcono ngikhulume amazwi amahlanu ngengqondo yami ukuze ngelizwi lami ngifundise abanye njalo kule nkulungwane ezilitshumi ngendimi ezingaziwayo. Manje elandelayo yindima 27 bafuna ukuba kwazi. Uba umuntu ekhuluma ngolimi olungaziwayo, ngakube ngababili kumbe ikakhulu ngabathathu, futhi badedelane, futhi makuthi oyedwa achasise. Manje ngithatha lokho umuntu azama ukufika likho, lokho engifuna ngizalibalela enye into nje okwesikhatshana. Kodwa ngicabanga lokho umfowethu kumbe udadewethu azama ukufika kikho. Kulungile emuntwini okhuluma ngendimi ukuchasisa umbiko awukhulumileyo. Manje ngane othandekayo, manje ungabala indima 13 esahlukweni esifanayo, iza kutshela. Ngakho-ke makuthi lowo okhuluma ngolimi olungaziwayo akhuleke ukuthi achasise. Sibili, engachasisa umbiko wakhe. Manje, wena bala konke okwakho lapha, futhi ungabona kubala nje isahluko sonke leso, sihle kakhulu, siyakuchasisa. Manje, ukukhuluma ngendimi, manje lapho, sisase kulokho, futhi lokhu kuthethwa, ngifuna ukuthi ngithi, ngiyakholwa nje ekukhulumeni ngendimi, njengokuba ngikholwa ekusilisweni nguNkulunkulu, futhi ubhaphathizo lukamoya ongcwele, ukubuya kwesibili kukaKristu, futhi lamandla omhlaba ozayo. Ngiyakholwa nje kulokho, njengoba ngikholwa, kodwa ngiyakholwa ukukhuluma ngendimi kule ndawo yakho, njengokubuya kukaKristu kule ndawo yakho. Ukusiliswa nguNkulunkulu kule ndawo yakho, yonke into ile ndawo yayo. Manje kini lina bantu, ngilethuba lokutsho lokhu kathesi, futhi ngizathanda ukukuchasisa ukuthi nxa ngikuba loba ngubani, kangizimiselanga ukukwenza, kangizimiselanga ukubangela ingxabangxoza. Kodwa lalelani, kuyini okube lihlupho ngokukhuluma ngendimi ezingaziwayo ngabantu bePentekosti? Okuyimi, ngingumPentekostali. Bona, manje okube lihlupho yilokhu ukuthi abakuhloniphi, futhi enye into bayaphongukuyekela kuhambe mahlayana nje, kababuye elizwini. Manje lalelani, nansi indlela ibandla elihlelwe ngayo. Manje ebandleni lePentekosti, nxa nganyikade ngiselusa leli bandla, ngizalitshela ukuthi ngangiza kulihlela njani. Bona, nxa ngingabe ngilapha sonke isikhathi ukulelusa, ngingavumela sonke isipho eBhayibhilini Ngitshele amakholwa akuqala ukubhaphathizwa umoya ongcwele. Futhi-ke sonke isipho sabaseKorinte bokuqala 12 sizafanele sisebenze ebandleni lami nxa ngingabangenisa phakathi lapho umzimba wonke usebenza. Manje nxa ungananzelela singenzi izitho khathesi, futhi khumbula ngingeke ngikhulume ilizwi elilodwa eliphikisayo. Ngingahlambaza umoya ongcwele, futhi uNkulunkulu uyazi ukuthi angingeke ngikukhulume lokho kabi. Bona, kodwa ngitsho lokhu kuphela ukuzama ukulinika umbono wombhalo emva sengiwufundile khathesi okuphosa kube yiminyaka engamashumi amabili. Bengitshumayela okuphosa kube yiminyaka engamashumi amathathu. Futhi nje ngidlule kuyo yonke into nje ngadonsa ngedlula ungakucabangisisi lokho obekuyikho. Futhi ngikhangele umuntu wonke lemfundiso yabo umhlaba jikelele, futhi ngikuthatha ngoba kuyikuthanda kwami, kuyikuthanda abantu ngaphandle kwami. Kumele ngisuke lapha, kumele lisuke lapha. Futhi nxa ngingahamba njengomprofethi wamanga, ngiza kulahlekelwa ngumphefumulo wami, futhi ngilahlekelwe ngowakho kanye lami. Ngakho kuyedlula isinkwa sansuku zonke, kuyedlula udubo, kuyedlula loba yini okunye kuyimpilo kimi. Bona, futhi ngifuna ukuhlala ngiqiniseke ngokujulileyo. Manje uyahamba ebandleni lepentekostali, into yokuqala. Angitsho bonke abanye babo ba izikhathi eziningi uyangena ebandleni futhi uqale ukuthumayela. Lapho uthumayela, omunye umuntu uzaphakama futhi akhulume ngendimi. Manje lowo muntu othandekayo angabe egcwalisiwe okupheleleyo ngomoya ongcwele, futhi lokho kungaba ngumoya ongcwele ekhuluma ngalowo muntu. Kodwa into yakho ikuthi abafundiswanga ngale nkonzo kupulatifomu ingaphansi kokuphefumulelwa ikhuluma umoya wabaprofethi ungaphansi komprofethi. Bona, makuthi izinto zonke zenziwe manje, woza ngapha kuPawuli. Kungani esitsho lokho? Lapho oyedwa ekhuluma lokunjalo, lapho engena phakathi kwakulesi phithiphithi nje. Manje bengisenza ukubizela elathini, futhi omunye umuntu uyaphakama futhi akhulume ngendimi. Khona nje, awu, kungaba ngcono uthiye ukwenza ukubizela elathini. Kuyakumisa, bona. Futhi-ke enye into, izikhathi eziningi abantu baza kuphakama futhi bakhulume ngendimi. Futhi abantu bahlale behlafuna ichingabo bethalaza nga uNkulunkulu ekhuluma. Thula, lalela. Nga lelo kuliqiniso, nga lokho kungumoya ongcwele okhulumayo kulowo muntu, hlala uthule futhi ulalele, uhloniphe. Ukuchasisa kungeza kuwe. Bona, hlala uthule, lalela ukuchasiswa. Manje nga kungela mchasisi ebandleni, khona-ke kufanele bazithulele emzimbeni. Futhi-ke lapho bekhuluma ngendimi ezingaziwayo, iBhayibheli lathi mabazikhulumele bodwa loNkulunkulu. Lo okhuluma ngendimi ezingaziwayo uyazakha ngokwakhe. Manje lezo zindimi ezingaziwayo inlimana, indimi zitshiyene, abazilutho. Yena uthi kodwa lokho okwenza umsindo kulomutho. Kodwa wena nxa uphondo lukhala, kumele ubekwazi ukuthi lukhala njani, luvuthele nje. Kungenjalo kawusoze ubekwazi ukuthi uzilungiselele njani impi. Nxa omunye ekhuluma ngendimi futhi nje mpe, yikho kuphela okukukho. Ngubani owaziyo lokho okokwenza? Kodwa nxa kuqalisa ukukhala ngokuvusa, lokho kutsho ukuthi phakama. Nxa kuvuthela kancane, lokho kutsho ukuthi tshona phansi. Bona, nxa luvuthela ukuthi hlasela, lokho kutsho ukuthi hlasela. Kumele kuphe umutsho, futhi kungazi kukhuluma kuphela nje khona ebandleni nxa kungela mchasisi. Kodwa kuyikuthi kulo mchasisi, khona-ke indimi zingezasebandleni. Manje embuzweni wakho ngane othandekayo othi kungaba ngcono ngikhulume inkulungwane ezinhlanu amazwi amahlanu phakathi. Futhi-ke abantu bengangizwisisa kulezi nkulungwane ezinhlanu kumbe loba yini okuningi okukutshoyo ngolimi olungaziwayo, kuliqiniso lokho. Kodwa bala usehla phansi ngaphandle kungesambulo kumbe ngokuchasisa ukwakha. Bona, ukwakha. Manje ngizalipha umbono omncane aluba ngangingelusa leli bandla elizayo, uba uNkulunkulu ebengangibiza ukulelusa. Nansi indlela engingaliphatha ngayo. Ngingazama ukuthola wonke umuntu phakathi lapho olesipho. Futhi ngangingenza laba bantu bahlangane phose ihola inkonzo ingakaqalisi ekamelweni bebodwa, akuthi bahlale ngaphansi komoya. Futhi into yokuqala uyazi, oyedwa uyehla phansi kulesipho sokukhuluma ngendimi. Futhi uyakhuluma ngendimi, umuntu wonke uyahlala athule. Futhi-ke omunye uyaphakama futhi achasise lokho akukhulumayo. Manje lokho kungakaphiwa ebandleni, iBhayibheli lithi kufanele kwahlulelwe phakathi kwabafakazi ababili kumbe abathathu. Manje lowo ngumuntu olokudalula kukamoya, bona, ngoba izikhathi eziningi amandla amabi ayangena phakathi lapho. Bona, uPawuli wakhuluma ngakho, kodwa-ke amandla kaNkulunkulu aphakathi lapho lawo. Ngitsheleni ibandla lapho ububi obungahlali khona. Ngitshele lapho amadodana kaNkulunkulu abuthana ndawonye lapho uSathane engekho phakathi kwabo. Kuyinto yonke, ngakho ungahwaqeli lokho. Bona, uSathane undawo yonke. Manje nangu silapha, omunye ukhuluma ngendimi. Manje kulabantu abahlezi lapho abalomoya wokudalula, futhi omunye ukhuluma ngendimi futhi aphe umbiko. Manje akungeke kube yikucaphuna umbhalo, ngoba uNkulunkulu akasebenzisi ukuphindaphinda okuyize. Futhi wasitshela ukuba singakwenzi lokho. Bona, ngakho akusikho lokho kungumbiko ebandleni. Sesibele zinto ezimbili kulimvuselelo okwamanje. Khangela lokho, omunye wabo wayephelele khona nta. Bona, wangena indoda eyodwa yaphakama futhi yakhuluma ngendimi, futhi yachasisa, futhi yaphenduka emuva, futhi yaqinisa umbiko lowo owaphumayo. Omunye waphakama ngobunye obusuku futhi wathi khona kungaphansi kokuphefumulelwa kwesiprofethi, futhi watsho enye into engazi lokho ayekutsho. Futhi-ke ekugcineni wakhuluma, ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosi. Masinyane enye into yangibamba khona masinya futhi yathi, ngenye indlela ubusisiwe lo okholwa ukuthi leyi yiNkosi esibuyile. Bona, i-inta khona-ke umoya ongcwele wehlela esakhiweni izolo ebusuku. Bona, lokho ngokokwakha ngangimile lapho ngizama ukutshela abantu ukuthi kufanele bemukele umoya ongcwele. Futhi udeveli wayeseze ebantwini esithi, ungalaleli, hlala uthule. Udadewethu wathi, Bill, bengijabula sibili lapho uchumayela, ngezwa sengathi ngingaphakama futhi ngeqe emdulwini. Ngathi, phakama futhi weqe, yikho kuphela. Futhi wathi, kodwa lapho ususenza lokho. Futhi wathi, abantu baqala ukumemeza. Wathi, khona-ke ngezwa njengokuthi ngangiyinto endala engasilutho. Ngathi, lo ngudeveli, lo nguSathane. Lapho engena uzokwenza lokho. Ngathi, kumele uphakame kungenani. Singabapristi kuNkulunkulu, sisenza ukunikela kukamoya, ukunikela izithelo zendebe zethu. Sinikeza udumo ebizweni lakhe. Bona, manje nanku okwenzakalayo. Khona-ke umoya ongcwele wakhamuluka, ngoba lokho nje kwaku ubusisiwe lo okholwayo. Obubili obuthathu ubusuku bulandelana ngazama ukubeka lokho phakathi lapho. Futhi-ke umoya ongcwele wakhuluma futhi wathi, ngaphansi kokuphefumulelwa, wathi, ubusisiwe lo oza ebizweni leNkosi futhi ngingakatsho lutho ngase ngikukhulumile. Ubusisiwe lo okholwa iNkosi ibuyile kulokhu. Uyabona, futhi bengikhuluma lokhu nje umoya ongcwele nguNkulunkulu ngokwakhe kuwe. Bona, futhi babe sebekubambile. Bona, futhi-ke umoya ongcwele wawela phakathi kwabantu. Bona ukuthi kuyakha kanjani isiprofetho. Manje kulo mahluko phakathi kwesiprofetho lomprofethi. Isiprofetho sisuka komunye sisiya komunye, kodwa umprofethi uzalwa embhedeni wabantwana engumprofethi. Bale itsho kanje iNkosi, akula ukuba bahlulelwe. Alibaboni besima phambi kuka-Isaya kumbe uJeremiya loba uphi wabaprofethi, ngoba babelo itsho kanje iNkosi. Kodwa umoya wesiprofethi phakathi kwabantu kumele likukhangele lokho, ngoba uSathane uyanyenyela phakathi lapho. Bona, manje kodwa kumele kwahlulelwe. Manje siza kuba lemvuselelo. Manje khangelisisa lokhu khathesi, lina bachumayeli, silungiselela imvuselelo. Kulungile. Kumbe mhlawumbe siba lenkonzo yebandla yansuku zonke. Ibandla lisemlilweni, kufanele libe njalo sonke isikhathi. Awu, mhlawumbe silabantu abahlanu kumbe abayisithupha abangabantu abalezipho, omunye ukhuluma ngendimi, ababili kumbe abathathu mhlawumbe bakhuluma ngendimi, abane kumbe abahlanu ngendimi, balezipho zendimi bekhuluma ngendimi ezingaziwayo, ababili kumbe abathathu babo bangachasisa, mhlawumbe kuloyedwa, ababili kumbe abathathu babo abalezipho zenhlakanipho. Kulungile. Bonke bayahlangana labo bantu abalezipho. Lina zona izipho ziyanikezwa kuwe, hathi ukudlala ngazo, hathi ukuthi duma kuNkulunkulu. Ngikhuluma ngendimi, haleluya. Uzaku uyazilulazisa ngokwakho, ziyanikezwa kuwe ukusebenza kanye lazo, futhi ingxenye yenu ebandleni kufanele ibuye inkonzo enkulu ingakaqali, ngoba abangafundanga baza kube bephakathi kwethu. Khona-ke ngiyangena ekamelweni futhi lihlale lapho linabantu ndawonye, ngoba ngingabasebenzela nayo evangelini. Khona-ke ukusihlala lapho, Nkosi, ungabe kukhona na ofuna sibe kwazi lobu busuku? Khuluma kithi, o Baba osezulwini, linikela umkhuleko nokunusela, ihlabele ingoma. Khona-ke phansi uyehla umoya, wela omunye umuntu akhulume ngendimi, omunye uyaphakama futhi athi, itsho kanje Inkosi. Kuyini? Lalelani, hambani liyetshela umfowethu Jones ukuthi asuke endaweni lapho ahlala khona, ngoba kusasa emini kuza kuba lesiphepho esikhulu esizathanyela lelo lizwe, futhi sizathatha indlu yakhe. Thathani izinto zakhe futhi lisuke. Manje lokho kuzwakala kukuhle, kodwa mana okomzuzu kumele kube lamadoda amathathu lapho alo moya wokudalula. Omunye wabo uthi bekungokwenkosi, omunye athi bekungokwenkosi. Lokho ngababili bemelana labathathu, ababili kumbe abathathu abafakazi. Kulungile, baya kubhala lokho phansi esiqetshaneni sephepha. Yikho lokho umoya akutshiloyo. Kulungile, bayabuyela ekukhulekeni bebonga Inkosi. Emva kwesikhatshana, itsho kanje Inkosi, umprofeti aphakame, itsho kanje Inkosi, lobu busuku uvela eNew York City uzakuba ngowesifazana ephezu kohlaka. Uzangena esakhiweni ephezu kohlaka, ulesikhava esiluhlaza ekhanda lakhe. Uyafa ngemvukuzane. Kuyini okwambangela ukuba ngalindlela? Inkosi imelana laye. Ngesinye isikhathi wantshontsha imali ebandleni lakhe lapho esaseleminyaka elithumi lesithupha obudala. Tshela umfowethu uBranham ukuba amtshele lezi izinto, itsho kanje Inkosi, nxa engalungisisa lokho uzakusiliswa. Mana okomzuzu, lokho kuzwakala kukuhle sibili, kodwa mana okomzuzu, uzabeka ibizo lakho ephepheni leli mdaluli? Uzalibeka ibizo lakho na? Bekungokwenkosi, omunye wathi bekungokwenkosi. Khona-ke uya kubhala phansi, itsho kanje Inkosi, lobu busuku kuzakuba lowesifazane oza kungena phakathi into ethile-thile, lo olokudalula kukamoya, ababili kumbe abathathu babo basayine amabizo abo kikho, yonke le imbiko iphiwa. Kulungile. Khona-ke emva kwesikhatshana bayaqala ukuzwa insimbi ikhala, ibandla eliqale ukungena. Khona-ke bayaletha imibiko leyi bayibeke khona lapha phezu kwedeski. Khona lapha yikho okufanele ukuthi ibekwe khona. Ikwenye indawo ngitadisha ngikhuleka, emva kwesikhatshana ngiyaphuma, emva kokuba izingoma zihlatshelwa, ibandla lonke lisehlelweni, abantu besiza behlezi bezindla bekhuleka. Yikho lokho elimele likwenze, hathi ukubuya ebandleni futhi ukhulume omunye lomunye. Buya ebandleni ukuze khuluma kuNkulunkulu. Obani lobudlelwano benu phandle le? Bona, siba lobudlelwano loNkulunkulu khathesi, futhi siza lapha sikhuluma yonke into ngokuthula, ngokuhlonipha. Umoya uhamba, otshaya ipiano uyabuya kupiano, phose imzuzu emihlanu inkonzo yezingoma iqala. Iqala kahle kamnandi.
Down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin
Ukumbe enye ingoma enhle emnandi ngokuthuleyo sibili uyaletha ubukho bukamoya ongcwele emhlanganweni bona kulungile abantu bahlezi lapho abanye babo baqotho baqala ukukhala futhi babuye phezulu elathini baphenduke inkonzo ingakaqalisi umoya ongcwele ulapho bona ibandla lisekuhelelweni amakristu ayakhuleka bathole izikhundla zabo ngabahlalanga lapho behlafuna ithingamo besithi yeyi lidi ngipha okunye kwakho kokupenda indebe ngifuna uyazi ngifuna uyazi ngolunye usuku lapho ngiphansi lapho ngishopa ngiyalitshela ngaphosa nganyathela phezu kwamazwane akho ngake ngakubona okunjalo kuyini okucabangayo ngalokho
and call it the house of God.
Oh, isihawu futhi ukubize ngokuthi indlu kaNkuluNkulu ngani uyisinengiso umzimba kaKristu usiza ndawonye lapho sahlala indoda ishizi lapho ithi yazi lapho sisiya ngale lo usibanibani lo sibanibani lo sibanibani lokho kulungile phandle kodwa phakathi lapha indlu kaNkuluNkulu nginani likhuleka thathani izikhundla zenu ngiyakhuluma kathesi hathi emabandleni enu bazalwane ngangikwazi lokho elikwenzayo ngikhuluma kuleli thabhanekeli ngikhuluma ngowami umnyango wangemuva bona kunjalo manje lapho usiza phakathi njengalokho khona-ke into yokuqala liyazi umalusi uyaphuma ugcotshiwe akufanelanga abe ephendula lokhu lokho futhi lokunye uphuma khona phandle kwamazolo enkonzo yakhe ube ngaphansi kwamandla kamoya ongcwele uyangena khona phakathi lapho indini zomlilo eziningi zibuthene ndawonye bekuphose kwaba yinsika manje bona uyahamba ngalapho uyaphuma phandle lapha adobhe lokhu umbiko ovela ebandleni itsho kanje inkosi umfowethu Jones ukusuka endlini yakhe kusasa emini ngehola lesibili isiphepho esikhulu sizatshaya indawo yakhe thathani izinto zakhe futhi lisuke umfowethu Jones uyakuthola lokho kulungile lokho kulotshiwe itsho kanje inkosi kuza kuba lomfazi obizo lokuthi sibanibani kuza kuya phakathi lapha lobu busuku futhi kwakuwenza okunje lokunje njengokuba ngitshilo bona kanjalo kulungile lokho sekubekiwe yikho sebevele bathola isikhundla sabo khathesi ebandleni kulungile khona-ke abesethatha umbiko futhi into yokuqala uyazi uyaqala ukuthumayela akulalutho oluphazamisayo sekuvele kwathatha indawo manje sesisiya phambili siyathumayela umbiko futhi emva kwesikhatshana lapho into yokuqala liyazi lapho umbiko usuphelile umzila wokukhulekelwa uyaqala nanko kusiza owesifazane omunye umuntu wakhuluma ngendimi futhi wathi wayesiza bona sonke ngamunye wethu siyazi lokho okuza kwenzakala sonke ngamunye wethu siyakwazi bona ukuthi ukholo luqala ubakhe kanjani kanye lazo indimi zomlilo zimile phezu kwenu manje useqalile ukubutheleleka ndawonye ngani kungumsebenzi oqediweyo yikho kuphela owesifazana lowo liza kuthi kosazana sibanibani ovela e-New York City ohlezi lapha bona
oh
kunjalo ukwaze njani lokho ngumbiko ovela enkosini kubandla lapho usele minyaka elitshumi lesithupha ubudala wawungekho na endaweni ethilethile futhi wenza wathatha imali ebandleni futhi wayintshontsha futhi waphuma futhi wathenga impahla ezintsha ngayo oh kunjalo lokho kunjalo yikho kanye lokho uNkulunkulu asitshele khona lobu busuku ngomfowethu sibanibani wakhuluma ngendini mfowethu sibanibani wachasisa mfowethu sibanibani lapha wathi okokudalula wathi kuvela enkosini futhi lelo liqiniso yebo khona-ke itsho kanje inkosi hamba uyekulungisisa futhi uza kuphepha kumvukuzane yakho umfowethu Jones uyahamba ngekhaya athathe inqola abuyele muva athathe impahla zakhe futhi asuke lapho ngelesibili ntakusasa emini heyi madoda into yonke yehlukana bona khona-ke ibandla liyadumisa siyakubonga nkosi Jesu ngobuhle bakho manje yikho lokho okuyikho ukwakha okwebandla manje aluba kungenzakali emva sebekukhulumile khona-ke yilo moya omubi phakathi kwenu kalifuni leyo nto embi kungani lifuna into embi lapho izibhakabhaka zigcwele ngesipentekosti esiqotho lingathathi isibambiso esidala esivela kuTheveni. Thathani into eqotho, uNkulunkulu ulakho ukubekele lina. Khona-ke lingabe lisaba le mihlangano njalo, futhi libeke ulutho phezulu lapha kuze kuthi uNkulunkulu esevele waqinisa ukuthi liqondile. Ngoba umncedisi ebandleni ekusebenzeni kwevangeli, manje liyakuzwisisa ukuthi kuyini. Futhi indimi ezingaziwayo, akula muntu owaziyo lokho akhuluma ngakho. Uyakhuluma kodwa umsindo wonke ulomutsho, lokho kulomutsho, glak glak glak, lokho kulo, lokho yi lolo lulimi kwenye indawo. Lapho ngise-Afrika angizange ngikukholwe, kodwa yonke into eyenza umsindo yayilohlobo lomutsho kiyo. IBhayibheli lathi akula msindo kungela okukutshoyo ongela mutsho. Umsindo wonke owenziwayo ulomutsho othile kwenye into. Ngani? Ngangisizwa abantu besithi, ngangisithi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Omunye wabo wayethi blablabla, omunye athi futhi lokho kwakungu uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Bona kwakule futhi kungatsho lutho kimi, kodwa kibo kwakululimi njengokufanayo ngikhuluma kini. Lapho umtoliki wesiZulu, isiXhosa, abaSuthu futhi lokune isiza lapho konke lokho okwakhulunywayo, wonke umuntu wayesizwa. Futhi lezi izinto elizizwayo abantu laba nje bezingunguna, futhi ucabanga ngokukhuluma okungaqondakaliyo okuningi. Akusipho kule mitsho, ngakho kufanele sikuhloniphe, sikubeke endaweni yakho. Manje mhlawumbe bekungela mbiko, manje inkonzo isiphelile, ukubizwa kwelathi sekusenziwa. Futhi emva kwalapho omunye umuntu, bekungela mbiko emuva lapho omunye umuntu uyaphakama masinya lapho lethola ithuba lokukwenza umoya ongcwele. Manje iBhayibheli lathi nga kungela mchasisi makazithuleli. Akula ndaba ukuthi kuzama kanganani ukukukhuluma, zithulele. Uthi angeke ngikwenze, iBhayibheli lathi ungakwenza. Bona ngakho lokho kuyayiqeda indaba. Bona makazithulele. Khona-ke lapho khona ithuba libuya, lapho yonke into isehlelweni, khona-ke kuba umoya ongcwele useqela kuye ukupha umbiko. Khona-ke unikeze yikho kanye okufanele ukwenze. Khona-ke incazelo ibisisiza yathi kulowesifazana phakathi lapha ngebizo lokuthi Sally Jones, ngithemba lowo mfazi akakho phakathi lapha olizwe lelo, kodwa Sally Jones, bona mtshele ukuthi lobu yibusuku bokugcina bokubizwa kwakhe. Ulungisise lo Nkulunkulu, ngoba ulesikhathi esifitshane ezakuba elapha. Manje uSally Jones uzagijimela elathini njengokuphangisa angakwenza ukufika lapho. Bona ngoba lokho yikubizwa kwakhe kokugcina. Bona lokho yikupha umbiko kumbe isiqiniso kumbe enye into. Lelo libandla lePentecost lisebenza. Akula kwenzeka ukuba imimoya emibi ingene phakathi, ngoba sokuvele iBhayibheli iyapha khona kanye. Makube ngokudedelana futhi lokho ngabathathu futhi ababili kumbe abanye bahlulele lelo libandla. Kodwa lapho esikulethe khona lamuhla ukweqa phezulu, ukuqhubeka nje ukuhleka lokuqhubeka lapho omunye ekhuluma ngendimi, omunye ekhangele ekhuluma ngenye into, futhi lokugcwala ndawo yonke, umaluzi esenza enye into kumbe omunye umuntu egcwala ndawo yonke. Awu, lokho akulunganga. Mhlawumbe umaluzi echumayela futhi omunye umuntu uyasukuma emphazamise phakathi mhlawumbe ebala iBhayibheli futhi omunye umuntu ebala iBhayibheli futhi omunye ngemuva le ekhuluma ngendimi. Oh, hathi bona umchumayeli phezulu echumayela kupulupiti, omunye ephakeme futhi amphazamise ekhuluma ngendimi. Kulungile, angitsho ukuthi akusimoya ongcwele, kodwa ufanele ube kwazi ukuthi usebenzise njani umoya ongcwele. Bona ukuwusebenzisa. Manje ngithatha ngabe lile ndawo yomunye owodwa. Khona-ke kusasa yisonto, khona-ke sizaku nje kasi nanku owodwa ngicabanga ukuthi muhle sibili. Futhi khathesi ngalonke nje lingabekezela kanye lami okwemzuzu emilutshwana emide. Ngiyacela futhi-ke ngifuna lina ukuthi likuthole lokhu. Ngagcina lokhu ngenjongo, lowo ngowami owokucina. Manje kuqala ngizabala izinto ezimbili lezo umuntu azibuzileyo kuyisiqetshana sephepha esidala esilotshwe ngesandla esihle. Kangilalwazi lokuthi ngubani, akulabizo elisayiniweyo kuloba yiphi yawo.
Mfowethu Branham, ngabe kuqondile kubachumayeli ukuba badonse okwesikhathi eside besenzela imali ezinkonzweni zabo, bekhuluma ukuthi uNkulunkulu ubatshele ukuthi abaningi embuthanweni kufanele banikele okungako? Nga lokhu kuqondile, ngifuna ukuba kwazi. Kumbe nxa kungalunganga, ngifuna ukuba kwazi. Lokhu sokungiphambanisile kabi. Manje uyabona mngani, ngizakutshela lokho engikucabangayo. Bona manje lokho akutsho ukuthi kuqondile, ngicabanga ukuthi kubi. Manje ngicabanga lokhu, uNkulunkulu ungithumele enkundleni, ngibone isikhathi lapho engangikhangeleka njengokuthi ngizakuba futhi ngangingelamali lakancane, futhi ngangisithi dlulisani nje umgani wenkongozelo. Futhi umphathi wayesiza kini futhi athi, khangela Bill, singamadola ayizinkulungwane ezinhlanu esikweledini lobu busuku mfana, ule mali na eJeffersonville ukusibhadala. Ngangisithi, kulungile, uNkulunkulu ungithume lapha, kungenjalo bengingasoze ngibuye. Bona, dlulisa nje umgano wenkongozelo. Futhi umhlangano ongakapheli, omunye uthi, uyazi inkosi ibeke enhliziyweni yami ukunikela amadola azinkulungwane ezinhlanu kulokhu. Bona, okokuqala, kokhelwa ukukwenza. Angikholwa ekudonseni lokuncenga lokucela imali. Ngicabanga ukuthi kuyinto embi. Manje mfowethu, uba ukwenza ungangivumeli ngikhube imizwa yakho. Bona, wena ungabe ulelungelo elivela kuNkulunkulu ukukwenza, kodwa ngiyazikhulumela njengokwami. Kangikholwa kukho. Manje bengisazi ngabachumayeli behamba futhi bethi ngema khona kungesikude. Manje lokho akusibo Pentecostali, lokhu yi awu amabandla. Bona, amanye amabandla. Wakusemhlanganweni wesihonqo omkhulu kethi, wena wawukanye lami labanye abaningi bakhona, futhi bathatha imini yonke kwenye inhlanganiso yesonto eyazakalayo ezimbili kumbe ezintathu zazo ndawonye. Lawo ngamabandla ajwayelekileyo ansuku zonke njengamabandla ethu alezi zinsuku lapha edolobheni lokunjalo emhlanganweni omkhulu, futhi bathatha imini yonke bemile kupulatifomu, futhi besongela ukuthi uNkulunkulu uzachithiza izimilo zabo, uzakupha abantwana babo ipoliyo. Lezinto ezinjengalezo nxa benganikelanga kulowo mhlangano, lelo yilo kanye iqiniso leBhayibheli leli liphambi kwami. Ngathi yikuhlambaza kuNkulunkulu lakubalandeli bakhe. Nxa uNkulunkulu ekuthuma uzakunakekela, nxa engakuthumanga khona-ke ngakuthi inhlanganiso yesonto ikunakekele-ke. Kodwa wena, uba uNkulunkulu ekuthuma uzakunakekela. Uthini ngomdlalo wekhisimusi ebandleni likamoya ongcwele? Hawu, nxa kumayelana ngoKristu kungaba kukahle, kodwa nxa kumayelana ngoSanta Claus angikholwa kuye. Sengikhulile ngasuka kulokho. Angikholwa kuSanta Claus lakancane. Bona, futhi lezinye izinto lezi ezincinyane zekhisimusi abalazo, ngicabanga ukuthi kazila ngqondo. Futhi kodwa ngicabanga sebasusa wonke uKristu phandle kwekhisimusi, futhi babeka uSanta Claus kiyo. Futhi uSanta Claus yindaba eyinganekwane. Angikhubi loba yiphi yemizwa yenu, ngiyathemba mayelana ngabantwana. Kodwa ngizalitshela lapha kungasikude, phose iminyaka engamachumi amabili lanhlanu, amachumi amathathu edluleyo, lapho umchumayeli lapha kuleli dolobho, umalusi webandla elithile elikhulu lapha edolobheni, lowo engangimazi kuhle sibili, umngane wami othandekayo, weza kimi uthi uCharlie Bohannon. Mfowethu Mike, uyakhumbula uCharlie Bohannon, umngane wami olungileyo? Wahlala lapho ehofisini yakhe futhi wathi, angisoze ngitshele abantwana bami kumbe abazukulu bami batshelwe amanga lawo. Futhi wathi, umfana wami omncane wabuya kimi emva eseleminyaka elitshumi lambili ubudala, futhi ekhuluma ngoSanta Claus. Futhi yena wathi, mani sithandwa, ngilenye into yokukutshela. Wathi, mama uyazi? Futhi eqhubeka emtshela lokho akwenzayo. Khona-ke emva esephendukile wathi, khona-ke baba, uJesu lo uyinto efanayo na? Khuluma iqiniso, uSanta Claus yinganekwane yekatolika ngomfo uChris Kringle kumbe uNicholas ongcwele, umkatolika ongcwele omdala weGermany weminyaka eminingi edluleyo, owahamba ebhoda esenzela abantwana okuhle, futhi sebekuthethe njengesiko. Kodwa uJesu Kristu oyindodana kaNkulunkulu, uqotho
futhi uyaphila. Manje nanku umbuzo okugcina lo sibili ongo manje khangela ungaphikisana lami kulokho kodwa nxa ungaphikisana lami khumbula makube ngobungani ngingakwenza na ngiyalithanda futhi angifuni ukulikhuba mina nje ngifuna ukuba ngothembekileyo nxa ngingenelisa nxa ngingatshela umfana wami amanga khona ke ngingumqambi wamanga bona ngifuna ukumtshela iqiniso manje ngiyamtshela ngoSanta Claus ngithi yebo sibili kulo Santa Claus khangela ubaba ngobusuku bekhisimusi bona yebo uyakwazi ngolunye usuku ngangiphansi lapho futhi ngazama lokho kunkazana encinyane ukubona nje ngabhadalwa impela kuthangi ngangisesakhiweni futhi bona babengilapho phansi lapha eQuakermate futhi ngehla lapho ukuyothenga igrocery futhi-ke thina ungani lami sasiphakathi lapho futhi kwakule nkazana encinyazane wayengedlulisa ipho seinyanga ezilitshumi lesificaminwembili ubudala futhi wayemile lapho ehamba ehlabela icilongelincencetha futhi ngathi esitendini sakhe esincinyane uyazi ehlezi emuva kwenqola encinyane ngathi ngabe udinga uSanta Claus na wathi lo ngubaba wami mnumzana ngathi busisa inhliziyo yakho encinyane sithandwa ulenhlakanipho manje nanko okuhlabayo sibili bangane futhi kulokhu khona-ke bese ngivala ngumbhalo omuhle kodwa kuyahlaba emuntwini wonke lokho kukhangeleka kunjalo futhi kwanginamathela okweminyaka leminyaka futhi kuphela ngomusa kankulunkulu futhi lo mkami oligugu ohlezi ngemuva lekhathesi lapho esizwa ukuthi ngilo mbuzo lowo olimini wathi Bill uphendula njani lowo wathi bengihlezi ngimangala ngalokhu ngokwami wathi angizange ngikuzwisise futhi wathi ngathi hoza lobu busuku sithandwa senhliziyo ngizakwenza ubungcono bami ngosizo lukankulunkulu mfowethu Branham ngicela uchasise amaHebheru 6:4-6 leso yisikhathi sinye sibili esabona manje uzafanele ukhangele lapha ekholweni lwethu umusa ukuvikeleka kwamakholwa ukuphikelela kwabangcwele ukuphikelela bengitsho okwabangcwele amaHebheru isahluko 6:4-6 manje masinyane lapho kuqeda lokhu khona-ke ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzangincedisa ngikwenze kucace sibili kini ngiyaxolisa sengithole umbiko wami walobu busuku mhlawumbe ngizachumayela into efanayo ekuseni enkonzweni khona-ke ngizakube sengihamba manje lokhu kuyahlaba sibili bona manje kufanele ukhangele manje khumbula siyakholwa futhi sifundise kuleli bandla hathi ukuthi yonke into ezayo futhi imemeze yonke into ekhuluma ngendini yonke into exawula izandla lomtshumayeli ile mpilo elaphakade kodwa siyakholwa nxa ule mpilo elaphakade nxa uNkulunkulu ekuphe impilo elaphakade ulayo kuze kube nininini bona ngoba khangela nxa kwakungazange uJesu utholakala engumfundisi wamanga kuJohane ongcwele 5:24 wathi lo ozwa amazwi ami futhi akholwe kuye ongithumileyo ule mpilo engapheliyo futhi akasoze abuye ekwahlulelweni kodwa usedlule ekufeni esiya ekuphileni manje phikisana laye wonke ubaba angiphe khona akulamuntu ongeza kimi ngaphandle ubaba amdonse ngicaphuna umbhalo konke lokho okubuyayo akulamuntu ongeza kimi ngaphandle ubaba wami amdonse kuqala futhi konke lokho ubaba wami angiphe khona kuzakuza kimi bona futhi bonke labo abeza kimi ngizakubapha impilo engapheliyo Johane ongcwele 6 futhi uzamvusa ensukwini zokucina lawo ngamazwi akhe manje khangela nxa ngifuna ukubuyela emuva kwabase-Efesu isahluko 1 uPawule echumayela manje abasekorinte munye lamunye wayelolimi lehubo liyananzelela amanye amabandla babengelalo lolo hlupho kazange atsho lutho ngakho wake waqamba indini loba ngaphi ebandleni le-Efesu ibandla leRoma Ati, babe lendimi, lezi nto zonke, jenga loko abase Korinte, babe lako, kodwa, babe lako kuhlelekile. Abase Korinte, babe ngenelisi nje, ukukubeka ohlelweni. Bona, kodwa uPawuli wahamba phansi lapho futhi wabeka ibandla ohlelweni. Manje lo, ngiyakholwa njengokutsho kwaOra Roberts, uNkulunkulu ngunkulunkulu olungileyo. Ngali kukholwa lokho na, futhi wena uthi, awu, uthini ngamaPentecostali, ngendimi ke, Foyethu Branham, ngicabanga ukuthi balomoya ongcwele. Sibili, babe lawo, kulungile, ngani, khangela, ngiyakholwa ungunkulunkulu olungileyo na, uThomas wathi, ngesinye isikhathi, uyazi inkosi, abanye babo bonke bamkholwa wathi, oh siyazi uqotho, oh uThomas wathi, hachi, hachi, angikukholwa. Indlela kuphela engingakukholwa ngayo, kumele ngibe lobufakazi. Kumele ngingenise iminwe yami ohlangothini lwakhe, futhi lasemanqebeni, ezipikili, ezandleni zakhe. UnguNkulunkulu olungileyo wathi, woza Thomas, nanku-ke. Oh, uThomas wathi, khathesi sengikholwa. Wathi, yebo Thomas, emva kokuba usungibonile, futhi wangibamba, futhi wabeka isandla sami, izandla zakho ohlangothini lwami. Uyakholwa, kodwa unganani umvuzo wabo, abangazange babone kodwa bayakholwa. UnguNkulunkulu olungileyo, uyakupha isifiso senhliziyo yakho, yebo sibili, asimkholweni nje, yiko ukutshaya kokufa ukuchitha uSathane, lapho umuntu ethatha uNkulunkulu elizwini lakhe. Mfowethu, lokho kuzabulala uSathane isikhathi sonke. Yikho ukutshaywa okunzima sibili lokho uSathane angakuthola lapho umuntu engathatha uNkulunkulu elizwini lakhe. Yebo mnumzane, njengoba ngithilo, umuntu akasoze aphile yedwa uJesu ngobunye ubusuku, kodwa lonke ilizwi eliphuma. Manje nanzelelani lokhu. Manje ngizaqalisa indima yokuqala. Ngakho-ke, sitshiya izimiso zemfundiso kaKristu, ngasiyeni ekupheleleni. Manje into yokuqala engifuna ukuthi libe yazi, ngubani uPawuli akhuluma kuye lapha, amaHebheru. Bathi, amaHebheru, maphezulu, ibhuku lamaHebheru, kunjalo na, abaJuda, lawo ayala uJesu, liyakubamba manje na? Ukhuluma kubaJuda ebatshengisa ithunzi lomthetho kusiba ngumfanekiso kaKristu. Zonke izinto ezindala zingumfanekiso wokutsha. Manje khangelani, sitshiya izimiso zemfundiso kaKristu, ngasiyeni ekupheleleni. Manje bekhuluma labo mayelana ngemfundiso, ngasihambeni futhi sikhulume ngezinto eziphelelisiweyo. Manje, uphelelisiwe kuNkulunkulu lapho ubekwa uphawu ngumoya ongcwele, kuze kube lusuku lokuhlengwa kwakho. Lo ozelwe nguNkulunkulu, uJohane wokuqala, akenzi sono, ngoba angeke one, ngoba imbewu kaNkulunkulu ihlala kuye. Umuntu ogcwaliswe ngumoya ongcwele, hathi ecabanga ukuthi ugcwalisiwe, kodwa lo ozelwe ngumoya kaNkulunkulu akenzi isono, ngoba imbewu kaNkulunkulu ingaphakathi kwakhe, futhi angeke one. Bona, ngabe likutsho lokho iBhayibhili na? Ngakho nanko-ke, oyi, hathi lokho okwenzayo, lokho, kuyilokho, hathi lokho umhlaba okucabangayo ngawe, kuyilokho uNkulunkulu akucabangayo ngawe. Bona, bona. Awungeke ngingaba nomlayo kanjani olotshwe ngumeya wedolobho ukuthi ngingagijima amamayila angamatshumi amane ngehola phakathi kwedolobho futhi loba liphi ipholisa lingibophe? Angeke ngingona njani lapho kulomnikelo wegazi phambi kukaNkulunkulu izikhathi zonke, lapho angeke angibone, lapho okulesivikelo phambi kwami lo Nkulunkulu, ihawu legazi, ngoba sifile futhi impilo yethu ifihlakele kuKristu ngoNkulunkulu, sibekwe uphawu ngomoya ongcwele. Kungaba kanjani emhlabeni ongenza into embi emehlweni kaNkulunkulu? Nxa sisona ngabomo, amaHebheru 10, emva kokuba sesamukele ulwazi lweqiniso, akusela futhi umhlatshelo wesono. Phakathi lapha akwenzeki, bona, ukona ngabomo. Manje masiqhubekeni futhi sibale. kulungile ekupheleleni singabeli njalo isisekelo sokuphenduka emisebenzini efileyo futhi ukholo phambi kukaNkulunkulu ngemfundiso yobhaphathizo ukubekwa kwezandla futhi lokuvuka kwabafileyo lokwahlulelwa okulapha kade futhi lokhu sizakwenza nxa uNkulunkulu evuma. Manje nanku lapho ababefuna ukuqalisela khona kusukela kundima 4 ngoba akulakwenzeka ngalabo asebake bakhanyiswa futhi banambitha isipho sasezulwini futhi benziwa abahlanganyeli bakamoya ongcwele futhi banambitha ilizwi elihle likaNkulunkulu lamandla elizwe elizayo ukuba behlamuka ukubavuselela njalo ekuphendukeni lokhu bezibethelela indodana kaNkulunkulu kakutsha futhi bayithela ihlazo obala. Manje lokho kukhangeleka sengathi ngendlela okubala ngayo lapho ukuthi umuntu engamukela umoya ongcwele futhi-ke ahlehlele emuva futhi abe ngolahlekileyo kodwa akwenzeki ngayo ukuthi akwenze. Bona, angeke akwenze. Nxa engakwenza uKristu waqamba amanga. Bona, akwenzeki kulabo asebake bakhanyiselwa. Manje khangelani lapha, ukhuluma kubani? Ukhuluma kulabo bajuda abasemngceleni. Akazange athi umuntu egcwaliswe ngomoya ongcwele, wathi nxa esenambithe ilizwi likaNkulunkulu. Manje manibuphe njengomzekeliso ukuze kuthi ubone futhi ungakweki. Manje ubhalela abajuda labo abanye babo ngamakholwa asemngceleni. Bona, wathi manje siza kuthiya imisebenzi leyi futhi siqhubeke sikhuluma ngokuphelela. Wathi manje sikhuluma ngembhaphathizo lokuvuka kwabafileyo lokubeka izandla lezinto zonke kodwa asiqhubekeleni phambili. Manje sikhuluma ngokuphelela. Manje siza kukhuluma ngalapho ungena phakathi kukamoya ongcwele. Manje belibhodabhoda ngasemhlanganweni isikhathi eside futhi libonile labo bantu bayahlala lapho abangeke bangene kumbe baphume phandle. Bayathakazelela umoya ongcwele bayeza lapho futhi mhlawumbe umoya ongcwele enze enye into futhi amadoda baza phakama futhi bamemeze futhi beqe phezulu laphansi esibuyeni mayelana ngakho kodwa kabafuni ukukwamukela khona. Hatshi bona futhi baza kuthi oh yebo lokho kuhle oh angazi lutho ngalokho khathesi. Bona, amakholwa asemngceleni, baseduzane nje sibili, baze bawunambithe, kodwa kukanti, abawemukeli. Bona, manje bayazilazila njengalokho isikhathi eside kakhulu, kuze kuthi emva kwesikhatshana, bahlehlele emuva ngokugcweleyo. Ngingabiza amabizo abaningi, ababesethabanekeli, benza into efanayo. Bawa indlela yonke njalo ukuzivuselela ekuphendukeni. Akula kuphenduka kubo, badabukise nje umoya kude labo. Bebeseduze kakhulu, kwaze kwathi, lapha, nxa ungavula kanye lami, alilasikhathi, ngiyakwazi manje. Kodwa nxa lingavula kuDeuteronomy, isahluko 1, futhi lisibale, liza kuthola into efanayo. Ibhala phansi khathesi, Deuteronomy, isahluko 1. Manje, futhi siqalise kundima 19, futhi sivale sisiya kwesi 26. Deuteronomy, liza kufumana. Manje khangela, u-Israyeli wonke, lokho abantu abawenzayo, babuya eKadesh Barnea. Oh, ngibona enye into. Ithabanekeli leli, umhlaba lo wePentecostal, useKadesh Barnea, khona khathesi. Unjalo sibili, for it to never. SiseKadesh Barnea, esihlalweni sokwahlulelwa komhlaba. Kwakuyisihlalo sokwahlulelwa. Futhi inhloli zaphuma. UJoshua wathi, lapha, manje, ngithume inhloli, kumbe uMose, ngizama ukutsho, ngithume inhloli, abalitshumi lambili, omunye indoda eyodwa phakathi kwesizwe, ngasinye senu. Ngibathumile, ukuyahlola ilizwe, futhi balethe umbiko. Unjalo na? Futhi lapho sebephendukile, kwakulaba yisificamunwemunye phakathi kwabalitshumi lambili, abathi, oh, kulilizwe elihle, kodwa, oh, isihawu, asingeke silithathe, oh, minabo, ama-Amori alapho, futhi sikhangeleka njengentethe eceleni kwabo, bangamadoda ahlomileyo, imiduli yabo mikhulu, oh, kuwedlulisile, mani, ngifisa aluba safa phansi laphaya eGibhithe, kulokuthi usilethe phandle lapha, kodwa, ukhaleli umdalanyana lo Joshua beqela phezulu lapho futhi babathulisa wathi ingabenelisayo ngokudlulisileyo ukulithatha Yebo mnumzana. Nango oyedwa. Manje khangela, kwenzakalani? UKhalebi loJoshua bazi ukuthi uNkulunkulu wayephile isithembiso sakho. Angilandaba ukuthi kukhulu okungakanani, ukuthi izenqabelo zingakanani, ukuthi ziphezulu okungakanani, ukuthi zinkulu okungakanani. Lokho akulani lakho, uNkulunkulu watsho njalo futhi singalithatha. Futhi liyakwazi ukuthi babe ngabantu ababili kuphela labo phakathi kwezigidi ezimbili lengxenye abachaphela elizweni. Ngoba babamba ukholo lwabo kulokho uNkulunkulu akutshoyo ukuba liqiniso. Amen. Itabanekeli khona khathesi limi eKadeshi Barnea. Khangela labo bantu babe seduze kakhulu baze banambitha amagilebisi avela elizweni badla amagilebisi. Lapho uKhalebi labo bachapha futhi baletha amagilebisi labo bafu badonsa amanye futhi bawadla. Oh mahle, kodwa asingeke sikwenze. Labo abanambithe umsebenzi omuhle kaNkulunkulu banambithe okukamoya ongcwele babona ubuhle bakho banambitha okwakho banambithe okwelizwi likaNkulunkulu. Bona lokho akula kulawo madoda ngitshelo yedwa wabo owavunyelwayo ukuya ngaphetsheya babhubha elizweni labo khona ngalapha enkangala. Abazange bangene kodwa babeseduze okweneleyo ukulinambitha, kodwa bengela musa oweneleyo lokholo ukulithatha. Yikho lokho okuyikho. Manje khathesi lalela kulowo muntu othandekayo obhalela incwadi. Asibaleni nje indima elandelayo. Khangela nje okomdluzi, khangela uPawuli. Manje asibaleni esi 7 ngoba umhlabathi unatha izulu elihlezi lisina phezu kwawo futhi uveza imibhida ukudla kubo labo olinyelwa bona. Wamukela izibusiso zivela kuNkulunkulu. Kodwa lokho okuletha ameva lokhula ulahliwe futhi kuseduze lokuqalekiswa. Ukuphetha kwakho ikuthiswa. Manje bona lokho akutshoyo. Manje khangela, wakulombuzo lo ulapha manje futhi-ke bese sivala. Linto yaphosa yangibulala okweminyaka. Ahamba emhlanganweni ngesinye isikhathi lapho abantu babekhuluma ngendini emishawaka Indiana. Manje abambi kwexuku lami labezwa labo bantu langizwa ngikhuluma imbali yempilo yami lamayelana ngendoda ensundu eyathi nangulapha nangulapha. Manje ngakukhuluma lokho, kodwa okunye kwakho ngabona amadoda amabili babe omunye wayesipha umbiko, omunye wakhona ewuchasise, omunye wakhona wapha umbiko futhi omunye wakhona ewuchasise futhi mfowethu babeqondile. Lokhu nje ngacabanga bakithi, kangikaze ngibone okunjengalokho. Ngathi ngiphakathi kwengelosi ngacabanga, angikaze ngibone loba yini. Oyedwa wayekhuluma futhi lomunye futhi ngahlala ngemuva le njengomthumayeli omdalanyana wena bobabili amadoda kwesinye isikhathi futhi beqhawulane isandla sabo. Kangikaze ngibone amadoda anjengalawo empilweni yami, babekhuluma umbiko futhi omunye awuchasise futhi mina bo kwakumangalisa. Omunye wayekhuluma futhi omunye achasise bonke futhi babephenduka nje babe mhlophe njengechoko lapho bephakamisa izandla zabo phezulu. Ngacabanga, oh minabo bengingaphi impilo yami yonke, leyi yiyo into. Ngathi minabo, amaPentecostali aqondile kunjalo sibili. Kangizange ngibone okuneni kodwa nje lokho okwakukhona phansi phakathi lapha, lapho mhlawumbe abesifazana ababili abalomsebenzi kwenye indawo futhi babezabe bephophothisana futhi omunye ebiza omunye sidlekese wabanye futhi uyazi njengalokho nje sengathi bayaphophothelana. Ngingayeyisi abesifazana khathesi kumbe ulutho, kodwa nje kwakuhlehlele phansi. Ngaloba ngubani wenu? Ngiyakhumbula umfowethu Graham wawusase ngumfana omncinyane njengaleso sikhathi. Futhi-ke yiyo indlela okwakuyiyo. Futhi ngalalela kulokho futhi ngacabanga, oh minabo, sengifike phakathi kwengilosi. Olunye usuku isiza ngasegumbini lendlu hoze usuku lwesibili, ngahlangana lomunye wamadoda. Ngathi, kunjani mnumzana? Yena wathi, unjani? Wathi, oh, ngubani ibizo lakho? Futhi ngathi, Branham. Yena wathi, uvela ngapi? Lapha na? Futhi ngathi, hachi, ngivela eJeffersonville. yena wathi, awukuhle lokho, umpentekostali yini? Ngathi hathi mnumzana, kangisuye. Ngathi, kangiyamukeli nje indlela yamapentekostali yokwamukela umoya ongcwele. Ngathi, loba kunjalo, ngathi ngilapha ukuzofunda. Wathi awu, lokho kuhle sibili, futhi ngikhuluma laye, ngibamba umoya wakhe, njengowesifazana emthonjeni. Wayengumkristu oqotho, mfowethu, ngitsho wayezwakala kahle. Waye kahle. Manje lina lonke bangaki abake babasemihlanganweni yami futhi babona lezo zinto zisenzakala. Uyabona? Futhi indoda yaye kahle ngokupheleleyo khona ke ngacabanga lapho minabo kumangalisa okunganani. Pho sengaleyo ntambama emini kwesinye isikhathi ngahlangana lomunye ngathi, "Unjani mnumzana?" Wathi, "Unjani? Ubani ibizo lakho?" Futhi ngamtshela futhi wathi, "Wake ungumpentekostali na?" Ngathi, "Hathi mnumzana, hayi khona umpentekostali kangako, ngangikholwa." Ngathi, "Ngiphezulu lapha nje ukuzofunda." Wathi, ngathi, "Sowake waba lomoya ongcwele?" Ngathi, "Kangazi." Ngathi, "Ngokuya ngalokho lina lonke elilakho, ngithemba angilawo." Futhi wathi, "Wake wakhuluma ngendimi?" Ngathi, "Hathi mnumzana." Wathi, "Khona kawukabi lawo." Futhi ngathi, "Awu, ngithemba lokho kuqondile." Ngathi, "Kangazi, bengitshumayela nje phose iminyaka emibili, kumbe engaphansi." Futhi ngathi, "Kangazi okuningi kangako mayelana ngawo." Ngathi, "Mhlawumbe angazi." Ngathi, "Angizwisisi." Ngoba ini? Ngangizama ukumbamba khonapho, bona, ukukubamba, futhi lapho, sengikwenzile. Nga ngake ngahlangana lomzenzisi nango omunye wabo umkakhe wayelenwele ezimnyama futhi wayephila lowesifazana olenwele ezimhlotshwana elabantwana ababili ngaye futhi ekhuluma ngendimi ezichasisa njengokupheleleyo ngokungaba yikho futhi ngathi manje Nkosi kuyini esengingene phakathi kwakho kusukela engilosini angizange ngibe kwazi lokho engangiphakathi kwakho ngathi ngingoweqiniso kufanele kube libhayibheli kufanele kube kuqondile kulenye into engalunganga kwenye indawo Nkosi kungaba njani lokho ngahamba emhlanganweni lobo busuku futhi lowo moya wawusehla futhi mfowethu wawukuzwa khona ukuthi kwakungumoya ongcwele yebo mnumzana nga kwakungayisiwo waveza ubufakazi kanye lomoya wami ukuthi kwakungumoya ongcwele futhi ngangingumthumayeli omncinyane nje futhi ngangikwazi ukuthi njani kangako mayelana ngokudalula komoya kodwa ngangihlezi khonapho futhi ngiyamazi uNkulunkulu uqobo owangisindisayo kwakungumuzwa ofanayo ngezwa sengathi ngangidlula ophahleni kwakungumuzwa omangalisayo phakathi kwaleso sakhiwo futhi ngacabanga phose abangamakhulu alithumi lanhlanu babo belapho futhi ngacabanga mina bo oh mina bo amabili kumbe amathathu amaqembu abo ayehlangene ndawonye futhi ngacabanga jono mina bo kungaba kanjani manje lo moya omkhulu kulesi sakhiwo usehla njengalokho futhi lapha khangelani lokhu kusenzakala phezulu le abo bafo bekhuluma ngendimi bechasisa besipha umbiko ngokupheleleyo futhi omunye wabo umzenzisi futhi omunye engumuntu oqotho kaNkulunkulu futhi ngacabanga manje sengididekile kangazi ukuthi ngenzeni awu masinyazane emva kwakho umngane wami olungileyo umfowethu uDavis yazi waqala ukuthi ngangingudoli lokho yithoyi yamankazana liyazi futhi-ke ngangingakathathi futhi-ke nga waqalisa ukuqhubeka ngami futhi-ke eqhubeka engenza inhlekisa futhi sasisiba lomncinyane futhi umama wakho lathi thina sonke sasisiba lemihlangano emincinyane endaweni ezijiyeneyo ithabhanekeli lalingahambi kuleso sikhathi futhi sasisiba lemihlangano emincinyane indawo ezijiyeneyo futhi ekucineni olunye usuku emva kokuba ithabhanekeli selakhiwe iminyaka eminingi elandelayo ngahamba eGreensmith ebhalwini lwami ukuyakhuleka ngoba umfowethu Davis wayekhulume izinto ezimbi ngami phakathi ephepheni lakhe ngamthanda ngangingafuni ukuba kwenzakale ulutho futhi ngahamba khonale ukuyamkhulekela futhi ngahamba khonale futhi ngangena phakathi kobhali futhi ngahlala phakathi lapho phose insuku ezimbili futhi ngathi Nkosi mthethelele yena akakutsho akatsho lokho futhi ngacabanga uyazi kwayenzakala nje ukuthi ngicabange ngombhalo futhi ngaphuma phandle futhi kwakulogodo ugodololo lokhu lusalele khonapho ngangikulo lapha kungasikude usehla usuka entabeni futhi lulele lunqumise indledlana leyo ebuya ibhoda ivela esifudlaneni futhi ngaqamalaza phezu kogodo nje ngikhangele ngaphetheya kwezintaba khona ngemuva ngale futhi ngabeka ibhayibhili lami njengalokho ngacabanga uyazi ngangicabanga ngombhalo umkhandi wekhopha ungilimaze kakhulu futhi watsho izinto liyazi ngacabanga ngiyakholwa ngizakubala lokho nje ngavula ibhayibhili futhi ngathi awu ngesula ubuso bami futhi umoya waphephetha futhi walivula umaHebheru 6 awu ngathi akusikho lapho okukhona futhi alibeka ngalibuyisela ngemuva kanje futhi umoya waphephetha njalo futhi walibuyisela njalo lapho futhi ngathi manje lokho kuyamangalisa umoya uliphephetha ulibuyisela kanjalo ngakho ngacabanga awu ngiyakholwa ngiza kukubala futhi lathi ngoba kakula kwenzeka kulabo asebake bakhanyiselwa benziwa abahlanganyeli bakamoya ongcwele futhi banambitha ilizwi likaNkulunkulu lento yomhlaba ozayo ngacabanga awu ngangiboni lutho ngalokho ibale usehla phansi isahluko sonke akula lutho kukho ngathi awu lokho kuqeda indaba kulokho futhi ngakubona njengalokhu futhi kwabuyela njalo futhi ngalidobha futhi ngacabanga awu kuyini lokho ngaqhubeka ngilibala nokulibala nokulibala ngathi awu kangizwisisi khona-ke ngaqhubeka futhi ngabala ngisehla phansi akula kwenzeka kulabo asebake bakhanyiselwa wabuya kusehla phansi lapha endaweni lapha elathi futhi umhlaba unatha izulu elibuya isikhathi sonke phezu kwawo ukuletha imibhida ukudla kubo ngalabo abawulimayo wemukela izibusiso ezivela kuNkulunkulu kodwa lokho okuveza ameva lokhula oluhlabayo uyalahlwa futhi kuseduze lokuqalekiswa ukwahlulelwa kwawo yikuthiswa ngathi angazi ukuthi lokho kuthoni bengiza nje manje ngangingacabangi ngalutho phezulu lapho ngikucabanga lokho nje futhi nje ngisahlezi lapho ngacabanga ukuthi inkosi izanginika umbono ngomfowethu Davis futhi labo phansi le futhi ngangihlezi lapho ngakhangela futhi ngabona enye into iphenduka phandle ngasesihotsheni phambi kwami futhi kwakungumhlaba uthibilika futhi ngabona wonke wawuqhathiwe wawukhangeleka sengathi awulinyiwe indawo yonke futhi umuntu wahamba phambili ele nto enkulu phambi kwakhe igcwele inhlanyelo futhi wayehaza inhlanyelo indlela yonke phezu komhlaba lapho ehamba futhi wahamba ebhoda ukugungubala komhlaba futhi wasuka emehlweni ami futhi esanda ukusuka nje emehlweni ami nango esiza umuntu okhangeleka elobuqili egqoke izembatho ezimnyama ehamba ngalapho njengalokhu ehamba ephosa inhlanyelo embi futhi ngakukhangela futhi lapho umhlaba uqhubeka ubhoda futhi emva kwesikhatshana ingqoloyi yamila futhi lapho ingqoloyi isimilile phakathi lapho kwaphuma izihlaba makhodlwane lokhula oluhlabayo lameva lomsuzwane lento yonke ikhula ukhula olulochakho lakho konke kukhula engqoloyini futhi konke kwakukhula ndawonye futhi lapho kwabuya isibili ukuswelakala kwezulu okubi futhi ingqoloyi encinyane yayile khanda layo likhotheme njengalokho futhi lesihlaba makhodlwane esincane lokuhlabayo ameva kwakula makhanda akho ekhotheme ukhula ngalunye nje pef 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 luphefumula njengalokho ubungabezwa nje bona futhi wakubizela izulu izulu futhi emva kwesikhatshana ngalapho wabuya iyezi elikhulu kakhulu futhi amanzi athululeka nje phansi futhi lapho esewele phezulu lapho leyo ngqoloyi yecela phezulu futhi yaqalisa ukuklabalala dumo haleluya dumisa inkosi phezulu kweqa umsuzwane omncinyane futhi waklabalala dumo dumisa inkosi haleluya ameva futhi lakho konke kudansa inqa zonke ensimini kuklabalala dumo haleluya dumisa inkosi awungathi kangikuzwisisi lokho umbono wangichiya khona-ke awela emuva kulokho njalo izihlaba makhodlwane eziseduze lokulahlwa Konake akubamba uJesu wathi izinulina kwabalungileyo labangalunganga umuntu engahlala emhlanganweni engakhuluma ngendimi engaklabalala futhi enze njengabanye bonke abalomoya ongcwele oqotho futhi bangabi sembusweni kaNkulunkulu kunjalo sibili abazange atsho uJesu yini abaningi baza kuma kulolo suku futhi bethi Nkosi ngangixotshanga yini odeveli ebizweni lakho ngangiprofethanga yini ukutshumayela ebizweni lakho ngangenzanga yini imisebenzi eminingi emikhulu ebizweni lakho uJesu wathi sukani kimi lina benzi bobubi ngangizange ngibelazi uthini ngalokho nanko khona kanye lokho okukutshoyo lapha bona banambitha izulu elihle elivela ezulwini kodwa okokuqala ngakho babengalunganga okokuqala ngakho injongo zabo zazingalunganga inhloso zabo zazingalunganga lokho kawungeke utsho ngiyazi ekuvuneni wathi ngihambe yini futhi ngibasiphune bonke wathi kuyekele kukhule ndawonye futhi kulolo suku lawa meva lokuhlabayo kuzakutshiswa ndawonye futhi ingqoloyi izakuya esiphaleni manje uzakuba kwazi njani ukuthi iwaphi ameva kumbe yikuphi okuhlabayo kumbe yiphi ingqoloyi ngezithelo zabo lizakubazi uyabona mfowethu dadewethu isihlahla esihle ngasingeke sithele isithelo esibi kungelani kwenye indawo ngasemgaqweni kuzaficana lawe ngakho wena ekudingeni ubhaphathizo lukamoya ongcwele ngiyathokoza loba ngubani obhale lokho bona manje wona amakholwa asemngceleni emuva ngale babe kanye labo babesokwe ngokusokwa kwabo bahamba bacaphela elizweni uNkulunkulu alithembisayo khona kanye emphethweni wakho abaningi abantu bahamba bafika kulowo mphetho uzakuhamba aze ayefika ekubhaphathizweni kukamoya ongcwele futhi akwale akafuni ukuwuthiya uzakuhamba ayefika khona embhalweni wobhaphathizo ebizweni likaJesu Kristu futhi afulathele futhi bekulahle ukuze angakuboni akula ngitho lombhalo owodwa kulolonke iBhayibheli lapho loba ngubani owake wabhaphathizwa ebizweni likaBaba indodana umoya ongcwele ngitho lombhalo owodwa ibandla leKatolika lakuqala khona waphuma kuLuther kwehla kuWesley futhi kwadonsa kwafika lapha kunjalo sibili kodwa uhlelo lombhalo libizwe lenkosi uJesu Kristu lolo lubhaphathizo lwesipostoli ngawungeke wenza lokho futhi uhlale kunhlanganiso yesonto kunjalo manje liyabona lezo zinto ubhaphathizo lukamoya ongcwele izipho zikamoya izinto lezo uNkulunkulu aziletha phambili isithelo sikamoya uthando intokozo ukubekezela oh uthi kodwa mfowethu Branham busisa uNkulunkulu ngiyabekezela ukukhanyeleka njengakho ngenyuka e-Ohio lapha kungasikude futhi omunye umuntu wangibuza wabhala incwadi phansi lapha futhi wangibuza ukuba ngibhaphathiza abantu ebizweni likaJesu Kristu kangizange ngikhulume ilizwi bakufumana kungenani futhi abatshumayeli abalitshumi lesithupha esisebenzelanayo basuka lokho yikubekezela akusikho na ukubekezela ubuhle ukuzithiba ubumnene ukubekezela lo moya ongcwele ubona o mfowethu dadewethu sise Kadesh Barnea uyanambitha kathesi izolo ebusuku umoya ongcwele wehlela phezu kwethu wabuya phakathi kwethu phakathi njengomoya ovukuzayo wahlala phezu kwabaningi benu lamuhla abatshumayeli babevakatshela imizi lapha lalaphana bebeka izandla yokubakhulekela labo abadinga umoya ongcwele lingathathi okuma esikhundleni lingathathi olunye uhlobo lomsindo lingathathi olunye uhlobo lwamadlabuzane uyalindela khona lapho kuze kuthi uNkulunkulu esekubumbile futhi wakwenza isidalwa esitsha wakwenza umuntu omutsha uyakunambitha khona kathesi ukukunambitha nje kodwa vumela ijuba likukhokelele etafuleni futhi bothi iwundlu lejuba kwahlala phansi ndawonye futhi kwadla ngokungapheliyo phezu kwelizwi likaNkulunkulu ngoba lona liza kuma lapho kungela zulu kumbe umhlaba ilizwi likaNkulunkulu lizahlala Lokho kuliqiniso. Ngicela lingacabangi ukuthi ngidlulisa amalawulo. Ngabe ngikwenza, bengingatsho ukukwenza. Ngani, ngithemba ngiphendulile limibuzo. Sengenzile ngobungcono bolwazi lwami. Futhi-ke, kumaHebheru 6, ngalingabona, uPawuli ukhuluma kumaHebheru lawo athi, awu, siza kuhamba lani, okwesibanga. Baza kuza, uyabona, wathi, anje ulabo, labo ababuyayo, futhi banambitha. Kwenzakala nje, ukuthi ngakhangele. Emuva esakhiweni ukulitshengisa ubufakazi bukaNkulunkulu ophilayo. Ithemba angenzi ukubala umuntu abe segcekeni. Ngibuya phakathi ngivela emhlanganweni kungasikude futhi ngabuya lapha futhi ngazisa kini ukuthi umngane wami omuhle, umngane wami sibisibili, omunye wami engizingela laye, indoda ebikade ilungile kimi, indoda eyayikade isebandleni lami futhi waba ngumfowethu. Angimbiza ngokuthi Busty, ibizo lakhe ngu-Everett Rogers, wayehlala eMilltown. Bangaki abangikhumbulayo ngisiza lapha ukuzokumemezela. Wayelele lapha esibhedlela. Odokotela bamhlinza, bamvula, uthi egcwele imvukuzane. Bamthunga nje bathi, yena uza kuncipha khona khathesi, emavikini amalutshwana, uza kube engasekho. Lokho kuza kuba yikho kuphela, okuza kuba khona kukho, uza kuba esephelile, yikho kuphela. Ngiyakhumbula na ukuthi ngama njani lapha kupulatifomu, ngamkhulekela. Ngehla phansi khonale, futhi ngangena phakathi ekamelweni. Enye into isidla enhlizweni yami, ngangena phakathi ekamelweni. Futhi masinyazane nje, sengikhuphele wonke umuntu phandle ukuze ngenelise umfowethu u-Everett, wayelele lapho. Futhi liza kukhumbula lokhu. Ngangena phakathi ngathi, mfowethu Busty, ngangimbiza Busty. Kudala lapho sisiba lemihlangano ngaphansi, wesakhiwo sezigodo, phansi ngale, wonke ama-Methodist emuva ngaphetheya oqaqweni, uGethi, omunye wabo, enyenyela, ngalapho, babelunguza phakathi kwesakhiwo samagilebisi, ukubona lokho, engangiza kutsho. Futhi kanjalo, besesaba ukuthi ibandla le-Methodist liza kubaxotsha. Futhi-ke, ngahamba, futhi ngaba lombono khonale, futhi ngabona inyama ibutheni, phakathi egabheni, ngabamba inqumbi yenhlanzi, futhi ngazibopha, ngazifaka phezu kwezintambo lezi, futhi ngabopha izintambo, futhi lapho ngikhangele, futhi konke, kwakusembonweni, ngangithiye iqhuku labantu limile ngaphansi, kwesakhiwo sezigodo, lobo busuku, futhi ngahamba, phezulu ngaphezu kwentaba womfowethu Wright othi kabazange benelise ukungithola ukusa okulandelayo. Ngathi, akula omunye wenu lapho ngisamile lapho ngithumayela, nanko kusiza lokho kukhanya leyo nsika yomlilo yalenga khona lapha phambi kwami. Futhi yathi, duka lapha futhi uye egangeni, ngiza kukhuluma lawo. Kwakulusuku lunye, usuku olulandelayo, lapho abangithola khona phezulu oqaqeni. Futhi ngangiphezulu khonale, ngafihla imota yami okhuleni. Futhi ngangiphezulu entabeni ngikhuleka usuku bonke lalo lonke usuku olwalandelayo. Abanye babo babuya phezulu lapho, bathola imota, futhi babuya phezulu khonale. Lolo kwakulusuku lapho umfowethu uGraham Snelling lapha wamukela umoya ongcwele futhi lobizo enkonzweni. Phezulu lapho eceleni kwentaba lapho engangilele khona, futhi wangitshela izinto ezithiyeneyo ezokwenza, futhi lalokho ukukhulumisana esasilakho ndawonye. Wapha umbono wokubona lezi inhlanzi zibotshelwe entanjeni, wathi, leli libandla lakho le-Milltown, futhi ezine kumbe ezinhlanu zazo zawa, futhi ngathi ngubani lo? Wathi, omunye wabo, uGuy Spencer lomkakhe, omunye wakhona ngomunye uSpencer lapho, lezabo, futhi watshela abatshiyeneyo lokho okuzakuwa. Ngabatshela ngathi, kungabi lomunye wenu odlayo, umkami lami, sasinga. Kwakulapho singakatshadi, futhi waya ngekhaya ukuyahlala ubusuku bonke lodadewethu Spencer, owesifazana omangalisayo, indoda emangalisayo. UGuy Spencer uyindoda elungileyo njengendoda eme esicathulweni sesikhumba. Futhi yena wahamba phansi lapho. Futhi u-Opal wathi, manje khangela. Kumeda wathi, manje Meda, ngiyamkholwa umfowethu Bill. Wathi, kodwa lapho u-Opal esizwa indlala, kumele adle ihamu lamaqanda. Ngakho uyakhona ngale, futhi akhanzinge ihamu yakhe lamaqanda, futhi ahlale phansi ukuwadla, futhi aqalise ukutsho isibusiso. Futhi waqamela etafuleni ekhala, wayengeke akubambe. Bona ke basebebuya bezingela futhi phezulu lapho entabeni ngalolo suku wangitshela sibili lokho okwakuza kwenzakala wathi laba bazachiya futhi ke laba bazachiya kodwa ayelenqumbi enkulu yenyama yasemagabheni wathi gcina lokhu ukuze kuqhubeke kusetshenziselwa abantu baseMilltown futhi ngobunye ubusuku lapho ngisizwa umfo wethu Creech wahlezi lapho ubusuku obedluleyo anye umfo wethu Creech ngabe ukhona lobu busuku lapho umfowethu Creech esiza kini wangibiza futhi lo dadewethu Creech ekhala ubaba wakhe wayelele lapho wathi umfowethu Bill ungamtsheli uyafa wathi usedliwe imvukuzane odokotela bamvula futhi ugcwele imvukuzane ngalokho angaba yikho nje futhi uwhall futhi linalonke liyamkhumbula lapho udokotela munye emvula futhi wayegcwele kangako ngemvukuzane ngaqala kuhamba ukuyazingela osinti lokho kusa futhi ngabona wona ama-apula elengile ekamelweni liyayikhumbula indaba yakho futhi nanzo indoda iyaphila lamuhla lokho kube yiminyaka edluleyo yena lomfowethu Basti babengabangane futhi ngehla phansi isibhedlela esitsha ngiyakhohlwa ukuthi basibiza besithini phandle lapho eNew Albany isibhedlela esitsha futhi ngaya khonale uyabona uBasti futhi lapho ngingena ekamelweni ngathi mfowethu Basti wathi mfowethu Bill wadonsa isandla sami ngalokho kuqhawula okukhulu okudala kwezandla iqhawe lempi yakuqala emhlaba ngingakutsho ebukhoneni bakhe kodwa nje ngelungileyo inhliziyo njengeyake yachaya ngaphansi kwehembe endala elubala lwesibhakabhaka wabamba isandla sami ngangisendlini yakhe ngadla endlini yakhe ngalala endlini yakhe njengokuthi ngangingumfo wakhe abantwana bakhe labo bonke nje singathi size lamani zegazi indoda elungileyo futhi kodwa akazange abuye ekujuleni lenkosi ngambhabhathiza ebizweni likaJesu Kristu kodwa ngalolo suku lapho lowo mthumayeli weMethodist wathi loba ngubani obhabhathizwe ebizweni likaJesu Kristu phumani ngaphansi kwethente lami lokho kwakukuhle uGeorge Wright labo baphuma leyo mini ngehla phansi lapho ukuyabhabhathiza ebizweni likaJesu Kristu eTottenford ibandla lakhe lonke langena emanzini futhi labhabhathizwa ebizweni likaJesu Kristu ngakho ngaqhubeka nje lokho kwakukuhle uNkulunkulu engowenu ngubani ongamelana lani angazi lapho lindoda eyaya khona lokho okwayenzakalayo kuye kungenani ngangena esibhedlela kwakulo Basti ehlezi lapho egcwele imvukuzane odokotela babe ngeke ngitsho abazange benze lutho kodwa bamthunga ndawonye uPasti wathi kimi wathi mfowethu Bill lokhu ngokwenjongo enye into yenzakele ngathi yebo Basti ngaqala ukuzwa umoya lowo njengomoya olamandla ovunguzayo ebengikhuluma ngawo liyazi ungena wathi lapho ngingena phakathi lapha kwakulo mchilo wamakhosikazi kulelo khona ume kulelo khona umchilo wamakhosikazi isivumelwano sikaNkulunkulu uNkulunkulu wenza isithembiso lami kuleyo ntaba lolo suku ngabeka izandla zami phezu kukamfowethu Basti futhi ngamkhulekela odokotela bathi uzakuncipha uzayehla phansi nje akulalutho lokwenza uzakube esehambile nje ensukwini ezintitshwane futhi uBasti Rogers lokho kwakungamaviki lamaviki lamaviki edluleyo futhi uBasti Rogers ohleziyo khona lapha emuva ebandleni lobu busuku ephilile futhi eqinile ngalokho engake ngambona ekhangeleka empilweni yami. Sukuma mfowethu Basti nango lapho asipheli uNkulunkulu udumo wonke umuntu.
They were gathered in the upper room all praying in his name baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what he did for them that day he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, his power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Aqui está Belene. Bangaki abangabanye babo phakamisani izandla zenu. Oh, minabo. Oh, ngithokoza okunganani. Ngingomunye wabo.
Gathered in that upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Manje lapho sihlabela leyo chorus njalo ngifuna omunye lamunye wenu achibilike futhi aqhawulane izandla lomunye umuntu eceleni kwakho futhi lithi abe ungomunye wabo bona ulungile. Awuthokozi na ukuthi ungomunye wabo. Bangaki abangathanda ukuba ngomunye. Phakamisa isandla sakho. Ulungile. Manje liza kulihlabelela leyi.
Then come my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, tis burning now down in my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad.
Kwachiwa inkazana yemunyane kuPetro ngawusomunye wabo na yathokoza kakhulu ngawuthokozi na uyazi kuPetro wathi ngosuku lwePentecost lokhu yilokho manje ngihlezi ngisithi ngalokhu kungayisikho lokho ngiyathokoza ngithole lokhu ngilindele lokho ukuthi kubuye kunjalo ngiyathokoza ngalokhu.
I'm so glad that I can say I'm one of them.
Oh, akumangalisi lokhu na. Sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Sidlelana lomoya, sidlelana elizwini, sikhuluma ngezinto ezinhle ezibuyayo. Kuhle kakhulu. Ngiyathokoza kakhulu ukuba kwazi lokho. Ngawuthokozi lawe. Awuthokozi na ukuthi ungumKristu? Awuthokozi na ukuthi izono zakho zingaphansi kwegazi? Uza kube esiza ezinye zalezi nsuku futhi siza kube sihamba laye. Khona-ke cabanga ubudala bonke buzakhithika kithi. Imikhuhlane yonke, ukuhlupheka konke, impilo yonke efayo izantshintsha. Oh, minabo ngicabanga kuphela ngokwabafowethu abathandekayo labo abema lapha. Ngiyakhumbula bangaki abakhumbula uRabbi Lawson. Minabo abaningi benu lonke ngiyambona elengisa lolo dondolo oluncane khona lapha, futhi ngangihlezi ngemuva lapho wayehlabela le ingoma encinyane. Umzuzu nje Thedi mfowethu, izazama ngibone nxa ngingathola indlela ehlatshelwa ngayo. Angikwazi lapho engilindele ikusasa enhle, lapho amasango ephareli ephakama evuleka banzi, futhi lapho ngichapha lesi sihotsha sosizi, ngizaphumula ngaphetsheya kwelinye icele, ngelinye ilanga ngaphetsheya kokubona komuntu, ngelinye ilanga uNkulunkulu uyakwazi nje kuphela ngaphi njalo nini. Amavili empilo efayo wonke azakuma athule. Khona-ke ngizahamba ukuyahlala entabeni yeZiyoni. Yebo, amavili lawo amancinyane achibilika phakathi kwethu, ukubona ukunambitha, ukubamba, ukunuka lokuzwa imizwa leyi emncinyane, lamavili abhodayo empilweni leyi efayo. Ngolunye usuku azakuma athule. Khona-ke mina ngokwami lawe sizahamba ukuyahlala entabeni yeZiyoni. Oh, ngiyakuthanda lokho. Awukuthandi na? Yazini silazo leso siqiniseko esikusiselileyo. Kulungile, bangaki abayaziyo ingoma yethu yokubhaphathiza endala? Manje ngiza kutshintsha lokho, asithatheni ingoma yethu yokuphuma. Thatha ibizo likaJesu kanye lawe, mntwana osizi lokudabuka, lizakupha intokozo lenduduzo. Lithathe yonke indawo oya khona. Thatha ibizo likaJesu kanye lawe. Yenza lokho nje lapho uhamba. Kulungile, sonke manje lingakhohlwa ngehola lesikicaminwembili nta ekuseni, amakhadi okukhulekelwa azanikezwa ukwenzela umhlangano. Umhlangano uzaqalisa ngehola lesikicaminwemunye lengxenye. Ngizakube ngithumayela ngehola lethumi nta. Inkonzo yomkhuleko yabagulayo izaqalisa phose ngehola lethumi lanye nta. Kusasa emini, kusasa ntambama, kuzakuba ngumbiko wokuvangela ethabhanekeli, futhi kusasa ebusuku lina lonke eliphendukileyo ezonweni zenu futhi lingakaze libhaphathizwe, kuzaba ichibi lizabe livuliwe. Sizabe sibhaphathiza abantu elizweni lenkosi uJesu Kristu. Umuntu wonke ndawonye manje lapho sihlabela ngaphezu kwamazwi ethu, mfowethu Basti, awukwazi ukuthi ngithokoza okunganani lokubonga kuNkulunkulu. Uyazi wahamba kudokotela futhi bangitshela ukuthi udokotela wamkhangela futhi nje akazange abekwazi okokucabanga. Akazange akholwe kwakungumfo omunye. Oh, akusiyo mfihlo lokho uNkulunkulu angakwenza. Akusikho lokho na? Kulungile. Ngikhalise. Kulungile, ngibuyisela inkonzo khathesi kumalusi. Kuza kuba lamazwi athile kumbe akhulume komunye ukuze asiphumise loba kuyini okusengqondweni yakhe.